Iningi labantu abagulayo angeke ngifike kubo bonke sikhathi sini kodwa lalelani ngiyathokoza sibili ukuba lapha njalo lobu busuku kulesi sakhiwo esihle phakathi kwaleli qembu labantu elimangalisayo futhi besingena phakathi phandle le isikhatshana esedluleyo abantu bemile phandle esitaladeni bathi abenelisanga ukungena phakathi futhi ngathi awu mhlawumbe ngingalitholela indawo futhi abazange babavumele ukwehla babuye ngakho ngilusizi ngasilandawo yabo eneleyo bathi indlu yangaphansi ibisigcwelelayo futhi-ke silusizi ngalokho kodwa siyathokoza ukuba lapha futhi sithokoza ukubona lonke leli qembu elihle labachumayeli osomabhizimusi lapha futhi lani lina lonke manxusa abavela endaweni zelizwe ezehlukeneyo ngibe lethuba elihle kakhulu lokukhuluma lokhu kusa ekudleni kwekuseni lokho engikuthakazelelayo ukuba ludumo sibili ukukhuluma phambi kwabantu abahle kanje bengisesifundweni sokuthi ikhoba kaliyikudla ilifa kanye lengqoloyi kangizange ngikwanise ukusiqeda futhi bekungayisilo icala lomzalwane uzamile ukuthi enze abaphathi ukusivumela sihlale okwesikhatshana eside kodwa akazange akwenze khona ngiyakuthakazelela sibili lokho mfowethu Demos lokhu kuhle kakhulu sibili ngiyalibonga sibili ngesisa senu munye lamunye lonke kodwa kabazange basivumele ukuthi sikwenze ngakho nje kwakufanele sivale ngiza kuthatha lokho kwesinye isikhathi ukuqedisa lokho ikhoba kaliyikudla ilifa kanye lengqoloyi likuzwisisile khona na lina ebelilapha ngiyathemba bekulo kweneleyo ukuthi kuzwisiseke manje ngiyazi lobu busuku kulequla futhi ngakho kangifuni ukuligcina lapha isikhathi eside okokuthi kuzaleqa lokho ngoba ngicabanga ukuthi lokho ngeqiniso kwakulusizo ebantwini abakholwa ePentecost lelo qula esilibonileyo ngobunye ubusuku ixuku lamadoda amahle impendulo ezimangalisayo kanjalo ziqondile wangenza ngezwa kahle sibili kubona lokho ngiyathemba ukuthi inkosi iza kukubusisa khona lobu busuku futhi loba ngubani lo okhangelayo makuthi bakholwe lokho kungaba ngumkhuleko wami oqinisekileyo futhi le mbiko eminingi kangako engenayo lamuhla ivela phakathi encwadini futhi lasemafonini okwabaningi besiliswa emhlanganweni lowo ngathokoza kakhulu ngalokho ukuthi lokho ukubona abantu begula lokho kuluhlobo lwenkonzo yami ngiyabuya phezulu lapha ukuzochumayela mina liyazi kangisuye emchumayeli kodwa mina kanye lalokhu ukukhuluma kwami kwaseKentucky kwakhe Haint uthi futhi lamazwi wonke lawo ngakho angenelisi ukutsho lokho esikubiza umchumayeli wesimanje walamhlanje angenelisanga ukuthatha leyo ndawo ngoba angila mfundo kodwa ngiyathanda ukutshengisela lokho engikwaziyo mayelana ngakho kwabanye kumbe lokho engikuzwayo ukuthi ngiyazi ngakho kwabanye ukuthi ngikufunde kanjani lokuthi kunjani kimi kuyimpilo yami yonke konke lokho engingakukhangelela ukuba yikho lokuningi kakhulu kulalokho esengake ngakucabanga ukuthi ngingaba lomngani unzima emhlabeni lapho ngisasengumfana omncinyane kodwa ngeqiniso ngilokubonga ngabangani abakhulu lamuhla ngiyaxolisa ngingathi angiqondanga lapha kwenye indawo uchilo manje ukungena khona kanye enkonzweni kasivuleni ukuze sibale umbhalo ngihlezi ngithanda ukubala iBhayibheli ngoba kulilizwi likaNkulunkulu ngiyakukholwa lokho futhi ngiyalikholwa ukuba lilizwi likaNkulunkulu elingehlulekiyo futhi manje ngilembhalo emilutshwane elotshwe phansi lapha futhi lamanothi engizathanda ukukhombela kuwo okwesikhatshana esimbalwa mhlawumbe okwemzuzu engamachumi amane lanhlanu futhi-ke sizaphuma ngesikhathi sokuhamba uyabona leli qula elimangalisayo njalo lobu busuku futhi ngiyathemba ukuthi uNkulunkulu ozaqhubeka elibusisa khona kusiya futhi ngiyakwazi lokho elifanele ukukwenza futhi kufanele ngitshayele ngiye eTucson lamanje lobu busuku bona ngakho lingakucabanga Loko, ikuchayela kwamahola alichumi. Futhi, ngizabe ngisuka ngisiya phecheya kolwandle. Futhi, kufanele ngithole ukuhlatshwa, ijekiseni, ye-yellow fever, ngokuhlolwa ekuseni, kuhulumende. Ngakho, ngifanele ngifike khonale. Ngaba lokudlulisela phambili, ngolunye usuku. Futhi, kabayikuthatha uhatshi, uhatshi okwempendulo. Njalo khathesi, futhi ngilenye njalo. Eyo kuvikela ithethenasi letypas lamabooster ami. Ngakho ngilokubonga ngaleli thuba futhi lalo umhlangano omuhle esabalawo phambilini komhlangano omkhulu. Ngeqiniso kuthokozise inhliziyo yami ilixuku elihle labantu. Ngiyathemba ukuthi uNkulunkulu uzalibusisa lapho ihola elikhulu li leyo nunu enkulu ilele phezulu ngalo leyo eziphaphisele e-Alaska insuku ezindutshwana ezedluleyo iphosa umsila wayo phezulu njalo lokhu kusa khona ngase phansi ngase Washington angeza ngalindlela kalula kakhulu futhi nga umoya ongcwele uzavela engangitshela ngokuqobo omunye umuntu ube impendulo engibuza mina lokho kuzenzakala lapha futhi Branham hathi kangikwazi lokho kangikwazi nje ngize ngibe kwazi liqiniso lelo ngihlezi ngifuna ukuthembeka kanye lani kanginje kucabangela ngithathe loba yipi imibono kumbe eminye lokho engikukholwayo kumbe enye into enjengalokho lapho ngilitshela kuza kuya kuba njalo awu kumele angitshele kuqala futhi ke ngizalitshela ngiyakwazi umhlaba wonke usesimweni sokunyikinyeka sisesikhathini sokucina kodwa into eyodwa engizame ukuba yiyo umfowethu Shakarien ube sithi lokhu kusa ukuthi wayevame kanjani ukuhamba emzileni yokukhulekelwa futhi afike phansi lapho ukuthi athathe amakhadi lawo ngaphambi kokubuya kwabantu futhi awakhangele futhi abone loba ngabatshela lokho ababe kubhale phandle lapho bayabhala zonke inhlobo zezinto emakhadini abo okukhulekelwa liyazi futhi nje wayefuna ukubona nqa kwakuyikho wathi phakathi kwamakhulu lawo ayewakhangelile kwakungakaze kube lokukodwa okungayisikho kakusoze kube lokukodwa okungayisikho bona ngoba lapho kuphela kunguNkulunkulu nqa ngingazingenisa ngokwami phakathi kwakho khona-ke akulunganga khona lapho kwasekuqaleni inkazana encinyane uyise ohlezi engilalele khathesi weza kimi kungasikude waba lephupho wathi mfowethu Branham ngabe lisichoni iphupho leli ngathi kangazi dadewethu ngizamele ngikudingisise nxa inkosi ingangitshela ngakho ngahamba ngazama ukubuza inkosi ukuthi ayizange ingitshele inkazana encinyane yaphenduka njalo futhi wathi awu manje ingaphi incazelo yephupho lami ngathi woza lapha sithandwa hlala phansi ngathi ubaba wakho lo mama bangabangani bami abahle bona futhi babuye bevela yonke indlela eCanada bathatha impentsheni futhi bahamba lapha kanye lami baya kukholwa lokho engizama ukukutsho futhi angikaze ngikhulume loba kuyini okungayisikho kuloba ngubani ngokufuna empilweni yami nxa ngicabanga ukuthi ngiyakwazi lokho iphupho elikuchoyo kodwa ngize ngilibone iphupho lelo ngokwami futhi ke angitshele lokho elikuchoyo angeke ngikutshele bona nxa ngingenza nje enye into kungaba lesikhathi lapho obukade ungifuna khona phakathi kwempilo lokufa futhi ke awusoze ubekwazi loba ukungikholwa kumbe hatshi nxa ngikutshela loba kuyini ebizweni lenkosi kuliqiniso lokho nguye lo ongitshele lokho futhi ukuze kube manje kuyo yonke iminyaka leyi kusiya umhlaba lasemhlabeni wonke akuzake kungabi yikho lasikhathi sinye ngoba futhi khathesi uyazi umuntu angeke abe ngongaphosisiyo kangako uthatha umoya kaNkulunkulu ukwenza lokho futhi khathesi ngilombiko lo engilomlando ngawo futhi izikhathi eziningi bengiqapheliswa phakathi kwabantu awu mhlawumbe omunye ongazange ahlale phansi futhi ecabange okomzuzu ukuthi ngangingungu oh umuntu omubi kakhulu ukuthi angithandi bantu futhi ngangihlala ngibaquma futhi lokho akunjalo lokho kayisikho ngiyabathanda abantu kodwa yakwazi uthando liyaqondisa nxa umfana wakho omncinyane wayehlezi esitaladeni phandle le futhi wena wathi junior othandekayo kangikufuni uphandle ngale kodwa futhi lezi mota ziduma eceleni kwakhe futhi wasumletha phakathi wagijima wabuyela phandle njalo ngani ufanele umqondise. Nxa umthanda, uzakwenza. Ufanele ukwenze. Nxa ubona umuntu endenda phansi emfuleni, eqonde okulempophoma khona, esesikepeni esincinyane, leso owawusazi ukuthi isikepe sasiza tshona lapho echaya okulempophoma khona. Ungathi, John, wena, mhlawumbe ufanele ucabange okwesikhatshana. Mhlawumbe awungeke uphumelele. Nxa ngikwazi angiyikuphumelela, ngizaphosa ngimhluthunele phandle kwesikepe, nxa ngisenelisa, ngoba luthando olwenza lokho. Futhi manje, kule imbiko engiyikhulumayo, angizami ukuletha loba yiphi enye imfundiso, kumbe okunjalo, ngiyakwenza lokho ebandleni lami, kodwa phandle lapha, phakathi kwamadoda labafazi, labo abazinhlanganiso zesonto ezehlukeneyo, nemibono ehlukeneyo, ngiyazama ukuthatha isimo esibuthakathaka. Ngichasisa kodwa okweneleyo lapho nxa uzelwe ngomoya kaNkuluNkulu ngiyakukholwa uzazwisisa lokho engikuchoyo phakathi kwamadoda angamaKristu Methodist Baptist Presbyterian lani okunye manje lobu busuku ngifuna ukuvula kuGenesis isahluko 24 ngifuna ukubala ngiqala ngendima 12 yesahluko 24 sikaGenesis futhi wasesithi Oh Nkosi, Nkulunkulu, Nkosi yami u-Abraham, ngiyakucela, ungiphumelelise lamuhla, futhi uyenzele umusa inkosi yami u-Abraham. Khangela, ngimile lapha emthonjeni wamanzi, futhi amadodakazi abantu bedolobho baphuma ukuzokukha amanzi. Futhi kakuthi intombi, engizakuthi kuyo, beka phansi imbiza, ngiyakucela, ukuze nginathe, futhi ibisisithi, Nata, futhi ngizanathisa lamakamela akho, gakube yiyo, oyikhethele u-Isaka, inceku yakho, futhi ngalokho, ngizakwazi ukuthi wena, ungitshengisile umusa ku, enkosini yami. Futhi ke, ebhukwini lesambulo, lelo, ngelakuqala eBhayibhelini, uGenesis. Manje, ekugcineni kweBhayibheli, ngifuna ukubala esahlukweni 21 sikaSambulo. Futhi indima 9 siyakwazi ukuthi lumbhalo kaGenesis lapha livale isahluko sonke nxa lifisa ukukwenza uNkulunkulu ethuma uEliezer kumbe uAbraham ethuma uEliezer ngingixolele ukuyakhethela uIsaka umlobokazi futhi uRibeka omuhle waphuma futhi empendulweni epheleleyo nomkhuleko lo uEliezer inceku kaAbraham ayeukhulekile Manje kundima 9 yesahluko 21 sikaSambulo. Futhi kwasekusiza kimi esinye isithunywa kweziyisikhombisa ezazile miganu eyisikhombisa zigcwele inhlupheko zokucina eziyisikhombisa futhi sakhuluma lami sisithi woza lapha futhi ngizakutshengisa umlobokazi umkawundlu. Manje ngifuna ukuthatha okwesifundo lobu busuku okwalokho ukukhethwa komlobokazi Futhi lokhu kuyi nxa umfowethu orekhodayo lapha ethanda leyiyo itepu ongaqhubekela phambili futhi uyiphumise futhi manje kulokhu akutsho ukuthi ngikhuluma lokhu kuleli bandla elilapha kodwa amatepu lawo ayahamba emhlabeni jikelele ayatolikelwa ngokuqobo oh ezindimini eziningi kakhulu loba lasezizweni zamahedeni emhlabeni jikelele Siyawathumela wona amathepu kungela mbhadalo ngenhlangano yobudlelwano bebandla futhi ayatolikelwa futhi la kuzo zonke indawo zemaguswini aseAfrika laseIndia lasemhlabeni jikelele ayahamba lawa amathepu manje ukukhethwa ngomlobokazi ezintweni eziningi zempilo siyaphiwa ukhetho indlela yempilo ngokwayo ilukhetho Silelungelo lokwenza indlela yethu ngokwethu ukukhetha indlela yethu leyo esifuna ukuyiphila Imfundo ilukhetho Singakhetha kumbe siza kuba ngabafundileyo kumbe kasisoze sibe ngabafundileyo Lelo lukhetho esilalo okuhle lokubi lukhetho Indoda yonke umfazi wonke umfana lenkazana ufanele bakhethe lo babazazama ukuphila kuhle Ukumbe bengaphili kuhle. Kulukhetho. Ukhetho luyinto enkulu. Isiphetho sakho sanaphakade silukhetho. Futhi mhlawumbe lobu busuku abanye benu bazalwenza lolo khetho lapho ozakube ukhona enaphakadeni inkonzo le ingakapheli lobu busuku kuzakuba lesinye isikhathi leso nqa wawumala uNkulunkulu izikhathi eziningi kuzakuba lesinye isikhathi lapho ozamala khona okwesikhathi sokucina kulomzila phakathi kwezihawu lokwahlulelwa futhi kuyinto eyingozi endodeni kumbe umfazi umfana kumbe inkazana ukweqa lowo mzila ngoba kakula kuphenduka lapho useqa lowo mzila wesiphetho ngakho lobu busuku kungaba isikhathi lapho abanengi beza kwenza ukhetho lwabo lapho abaza kube bekhona enaphakadeni elingapheliyo kulolunye ukhetho esilalo empilweni lolo ngumngane wempilo umfana omncinyane kumbe umfazi omutsha ephumela empilweni uphiwe ilungelo lokwenza ukhetho ijaha liyakhetha umfazi omutsha ulelungelo lokwamukela kumbe ukwala kodwa kulokhe kulukhetho mhlangothi zonke bobabili indoda lomfazi balelungelo lokukhetha njalo ulokhetho njengomkristu ulokhetho lebandla lapha emelika okwakhathesi lelo ongahamba kilo lelo lilungelo lakho lemelika ukukhetha loba liphi ibandla lelo ofuna ukuba kilo lolo lukhetho awudini ukuthi uye kuloba yiliphi lawo nxa ungafuni ukuya kodwa nxa ufuna ukuntshintsha usuka kumethodist usiya kubaptist kumbe ikatolika usiya kuprotestant kumbe okunjalo akula muntu ongakutshela kumbe ongakwenza ubuye kuloba yiliphi ibandla elithile leyo ngeyethu inkululeko yikho lokho intando kaZulu yokukhetha eyikho wonke umuntu angazikhethela inkululeko yenkolo futhi leyo yinto enkulu uNkulunkulu asisize sikugcine lokho ingqe sisenelisa lawo njalo ulokhetho loba lapho ukhetha leli bandla ungakhetha loba kuleli bandla loba uzakhetha ibandla eliza kukuholela esiphethweni sakho salaphakade ungakhetha ibandla lelo elilemvumankolo ethile lelo ongacabanga ukuthi imvumankolo leyo yilokho nje okufunayo ukumbe elinye ibandla lilemvumankolo yalo futhi ke kulelizwi likaNkulunkulu olokhetho ngalo kumele wenze ukhetho kulomthetho ongalotshwanga phakathi kwethu wokukhetha ngiyakholwa kwakungu-Elija ngesinye isikhathi phezu kwentaba iKhameli emva kokuqedelana eholeni elikhulu lokuhlupheka esesiza kuza kulo nje khona khathesi futhi mhlawumbe kungaba njalo kuwe kumbe mina lobu busuku ukuthi senze ukhetho lolu njengesehlakalo sentabeni iKhameli ngeqiniso ngicabanga kuyenzakala emhlabeni jikelele khathesi kodwa kuzakuba lesikhathi khona masinya leso lapho ozamele wenze ukhetho futhi lina madoda lapha ezinhlanganiso zesonto zamabandla enu kholwa nje lokhu ukuthi ihola selikhona kuwe lapho osuzakwenza ukhetho lizangena kukhansili yomhlaba kumbe aliyikuba inhlanganiso yesonto njalo futhi lizamele lenze khona lokhu futhi lolo khetho luyeza masinya futhi kuyinto eyingozi ukuma kuze kube lihola lokucina futhi ngoba ungathatha into ongasoze uzinyikinye phandle kwayo liyazi kulesikhathi lapho ongaxwayisa khona manje nxa useqa lowo mzila wesixwayiso khona-ke usuphawuliwe kolunye uhlangothi usubekwe uphawu khumbula lapho umnyaka wejubhili usiza futhi umpristi wagibela kanye lophondo lwakhe lukhala ukuthi sonke isigqili singakhululeka kodwa nxabala ukwamukela inkululeko yabo khona-ke kwakumele ukuthi ahanjiswe ethempelini ensikeni futhi usungulo lwabhoboza endlebeni futhi-ke wasebenzela inkosi yakhe kokuphela wabekwa endlebeni yakhe njengomfanekiso lokuzwa ukholo lubuya ngokuzwa wezwa lolo phondo kodwa akazange afune ukululalela futhi izikhathi eziningi amadoda labafazi bayezwa iqiniso likaNkulunkulu futhi belibone liqiniswa futhi lifakazelwe iqiniso kodwa kunjalo labafuni ukulizwa kukhona esinye isizathu kulokunye ukukhetha abalakho kulokukhangelana leqiniso lalokho okukhona ngakho-ke indlebe zabo zingavaleka evangelini. Ngaba soze, pelizwe njalo. Iseluleko sami kini. Lapho uNkulunkulu ekhuluma enhlizweni yakho, wena uhle ukwenze khonapho. UElijah wabanikeza ukhetho okwakumele bakwenze. Khethani lolu suku, lo elizamkhonza. Nxa uNkulunkulu enguNkulunkulu, mkhonzeni. Kodwa nxa uBhali enguNkulunkulu, mkhonzeni. Manje lapho sibona ukuthi izinto zonke zemvelo zifanekisa izinto zikamoya, lapho sidlule kukho esifundweni sethu lokhu kusa njengelanga lemvelo yalo, lelo kwakuliBhayibheli lami lakuqala ngingakabali ikhasi eBhayibhelini. Ngabamazi uNkulunkulu ngoba iBhayibheli ilotshwe yonke indawo emvelweni, futhi nje kuyavumelana lelizwi likaNkulunkulu ukuthi ukufa, ukungcwatshwa, ukuvuka kwemvelo, lelanga liphuma lisedlula litshona lisifa, livuka njalo kulezinto ezineni esingazifanekisa uNkulunkulu emvelweni esingazeqa okwalumbiko. Manje nxa okukamoya kumbe okwemvelo kufanekisa okukamoya, khona-ke ukukhethwa komlobokazi emvelweni kungumfanekiso wokukhetha umlobokazi, umlobokazi ngokukamoya. Manje kuyinto enkulu lapho sisiyakhetha umfazi, indoda, izifungo lapho size sehlukaniswe yikufa. Yiyo indlela okufanele sikugcine ngayo, futhi uthathe isifungo leso phambi kukaNkulunkulu ukuthi ukufa kuphela kuzalehlukanisa. Futhi ngicabanga kufanele si indoda engqondweni yayo eqondileyo leyo ehlela ikusasa ukuthi kufanele akhethe lowo mfazi ngokunanzelela okukhulu. Nanzelela lokho okwenzayo. Futhi lo mfazi ekhetha indoda kumbe evuma ukhetho lwendoda kufanele ananzelelisise sibili lokho akwenzayo. Futhi ikakhulu kulezi insuku indoda kufanele icabange lokukhuleka ngaphambili kokukhetha umfazi. Ngiyacabanga namuhla lokho osokwenze indaba ezineni zokwahlukana khathesi ukuthi sikhokhelela umhlaba eMelika. Endabeni zokwahlukana siyakhokhelela wonke umhlaba kulokwahlukana okuningi lapha kulezinye zonke indawo isizwe lesi. Futhi kufanele kube njalo, futhi kucatshangwa ngakho isizwe samaKristu. Lihlazo bani imithetho andaba yethu yokwahlukana? Ngiyacabanga isizathu sakho kungenxa yokuthi amadoda basukile kuNkulunkulu, labafazi basukile kuNkulunkulu. Futhi siyathola ukuthi nxa indoda ikhulekile lomfazi ekhulekile mayelana ngalindaba, hathi nje ukukhangela amehlo amabili amahle kumbe amahlombe amakhulu aqinileyo kumbe okunjengalokho kumbe okunye kwenkanuko zomhlaba, kodwa akhangele kuqala kuNkulunkulu uthi athi, "Nkulunkulu, kulicebo lakho leli na?" Ngicabanga lamuhla kulokuqilibizela okuningi njengasesikolo lapho abantwana besiza lapho ekuseni, abantwana abanengi besigabeni sabomakhelwane, labo abangane bami baza kuza ngalapho futhi bathi, "Mfowethu Branham, ungasikhulekela na? Siba lomhloliso lamuhla. Ngisebenze ubusuku bonke futhi angikhanyi njengokuthi ngingakwenza kuhlaliseke. Ungikhulekele." Ngicabanga ukuthi loba nguphi umntwana wesikolo nxa ungakwenza, nxa futhi abazali etafuleni ekuseni ungathi, "Mama, uJohn ulomhloliso lamuhla, kasimkhulekeleni khathesi." Ngicabanga kungedlula konke lokho elingakwenza loba ngayiphi enye indlela kumbe ukukhangela ephepheni lomunye futhi uqilibizela. Ngicabanga nxa ungaphuma nje futhi ukhuleke mayelana ngaleyo ndaba. Futhi nxa singahlola lokho esikwenzayo lapho siza kutshata, lapho sikhetha umfazi wethu kumbe indoda, nxa singakuhlola khona, indoda kufanele ikhuleke ngeqiniso ngoba ingawona impilo yakhe yonke. Khumbula isifungo size sehlukaniswe yikufa, futhi engawona impilo yakhe ngokwenza ukhetho olungayisilo. Kodwa nxa esazi lokho, yena esenza ukhetho olungayisilo futhi echada umfazi lo ongafanelanga ukuba ngumkakhe futhi akwenze kungenani, manje-ke kuliphutha lakhe. Nxa umfazi ethatha indoda futhi esazi ukuthi akafanelanga ukuba indoda kuye, khona-ke Liputa lakho emva kokuba ususazi lokho okuhle lokubi ngakho akufanelanga ukwenze uze ukhulekisise okuzwayo kukho okufanayo kuyasetshenziswa ngokukhetha ibandla manje kufanele ukhulekele ibandla okhonzela kilo khumbula amabandla athwala umoya manje angifuni kuba ngosolayo kodwa ngiyananzelela ukuthi Indoda ekhulileyo futhi kufanele ngisuke lapha ezinye zalezi insuku futhi kumele ngiphendule ngosuku lokwahlulelo ngalokho engikutshoyo lobu busuku kumbe esinye sonke isikhathi futhi mina ngokunjalo kufanele ngiqiniseke impela futhi ngisuthiseke ngeqiniso kodwa uyahamba ebandleni futhi nxa ukhangela ukuziphatha kwalelo bandla wena khangela nje umalusi okwesikhatshana Futhi ngokuvamileyo uzathola ukuthi ibandla lenza njengomalusi kwezinye izikhathi ngiyamangala nxa nje singathathi umoya omunye lomunye endaweni kamoya ongcwele uyafika endaweni lapho umalusi udlulisa amalawulo futhi eqhubeka nje uzathola ukuthi ibandla lingendlela efanayo Iza kuletha ebandleni lapho engibona khona umalusi esima azunguze amakhanda abo emuva laphambili ukhangele ibandla bazayenza into efanayo uthathe umalusi oginya nje ngesiphangi loba yini ngokuvamileyo ibandla lizakwenza into efanayo Ngakho ngabe ngikhetha ibandla ngizakhetha eliqotho elisesisekelweni ivangeli eligcweleyo Ibandla leBhayibheli ngabe ngikhetha elilodwa lokubeka imuli yami kulo khetha ngakhangela abafana ngolunye usuku indodana kamfo wethu Shakarien lomkhwenyana wakhe bangithatha lapha ukuyakhulekela umfo omncane umhlabeleli umfana omuhle besanda phenduka Fred Barker lelo kwakulibizo lakhe wayesanda kuphenduka evela ohambweni futhi bangibiza ukuthi uFred wayesesifa futhi ke ngangingakangeni endlini omunye umbiko wafika angabe sefile khona kathesi futhi wathi wayebe ebelo lokopha wegazi ebuchophweni futhi wayeume umzimba futhi wayesesifa futhi umkakhe wayefuna ukuthi ngimkhulekele futhi ngacabanga oh ngangingazama ukuphapha uzabe esefile ngingakafiki khona lapho futhi mhlawumbe Engabe esefile kathesi ngakho ngafona masinyazane futhi ngabiza umfazi omncane efonini futhi saqhuma ifoni lasendlebeni kaFred wayengenelisi ukuginya babemsiza ukuginya futhi lapho simkhulekela wathi waqhweba kususeni empinjeni wakhe wayesesenelisa ukuginya odokotela abazange bakukhole bakususa futhi wayesesenelisa ukuginya wayehlezi ngolunye usuku ibandla ukukhetha ibandla ifoni yangena isikhatshana esedluleyo lokhu kusa ilunga lebandla lami ngokweqiniso umfazi webaptist ophuma eLouisville ufe kusasekuseni futhi ibandla lami ngekhaya iqembu sibili lamadoda abazinikeleyo bazibuthanisa ndawonye futhi baya phansi umgcini wezidumbu engakamlondolozi ngemithi vema ngaphezu kwakhe bakhuleka impilo yaze yaphenduka phakathi kwakhe futhi uyaphila lobu busuku abadala bebandla lami ngani bafundiswa ukukholwa ukuthi izinto zonke ziyenzeka kuya kuNkulunkulu ngokuqiniseka
so you must make the right choice Again, the kind of woman.
Ngakho, umele wenze ukhetho oluhle. Njalo, uhlobo lomfazi, lolo indoda ezalukhetha, luzatshengisa izifiso lesimilo sakhe. Nga indoda ikhetha umfazi ongayisuye, kutshengisa isimilo sakhe. Futhi lokho azibophela kukho, kutshengisa ngeqiniso lokho okuphakathi kwakhe. Umfazi Utshengisa lokho okusendodeni lapho emkhetha ukuba ngumkakhe uyatshengisa lokho okuphansi phakathi kwakhe kungenani lokuthi uthini ngaphandle khangela lokho akuthathayo Ngiyahamba ehofisini yendoda futhi athi ngingumKristu imimpikitsha inamathiselwe indawo yonke emdulwini lalo music omdala weBoogie Woogie uqhubeka angilandaba lokho akuchoyo kangikukholwa ubufakazi bakhe ngoba umoya wakhe udla ezintweni lezo zomhlaba ini sithi nga engathatha inkazana yezomdanso kumbe sithi engathatha indlovukazi ekhanga inkanuko kumbe nje omuhle uriketha walezi nsuku kuyatshengisa kutshengisa lokho alakho engqondweni yakhe kwalokho ikhaya lakhe lakusasa eliza kuba yikho ngoba umthethe ukukhulisa abantwana bakhe ngaye futhi loba yini ayikho yiyo indlela azakhulisa ngayo abantwana labo ngakho kuyatshengisa lokho okusendodeni indoda ethatha umfazi njengalokho uyatshengisa nje lokho acabanga ngakho ngekusasa ungacabanga uKristu esenza into enjengaleyo hathi mnumzana angingeke uMkristu waqiniso akasoze akhangele indlovukazi yezobuhle enjalo lentombazana zomdanso lendlovukazi zokukhanga inkanuko uzadinga isimilo somKristu manje awungeke ube lezinto zonke kungaba lenkazana eyodwa enhle kakhulu futhi enye inkazana dawumbe yena ukubumbeka kwakhe kukhangele kangcono kulalokhu futhi uzamele adele oyedwa komunye kodwa nxa engayisuye isimo senkosikazi somfazi futhi yena angilandaba loba muhle kumbe hathi kungcono ukhangele isimo sakhe loba muhle kumbe akekho muhle manje ngoba kufanele nxa uMkristu engakhetha umfazi kufanele akhethe oqotho umfazi ozelwe kutsha kungenani ngalokho akhangeleka ngakho yilokho ayikho lokho okumenzayo yena futhi ke njalo lokho kutshengisela isimilo sakhe sobuNkulunkulu futhi kutshengisa lokho okusengqondweni yakhe lalokho okuza kuba yikho kwela kusasa ngoba imuli yakhe izakhuliswa ngumfazi onjalo okwezinhlelo zakusasa zekhaya lakhe nxa ethatha omunye walaba oriketha abancinyane balezi nsuku indlovukazi ezikhanga inkanuko kuyini angakukhangelela likhaya bani indoda engakhangelela ukuba lalo nxa ethatha inkazana leyo engela kuziphatha mayelana ngokuhlala ngekhaya futhi anakekele indlu futhi efuna ukusebenza ehofisini yomunye umuntu uza kuba ngumgcini bani wendlu liza kuba labalizani layo yonke enye into kuliqiniso manje kangikho kangaka kwalokhu kukhwabitha kwesimanje kwabafazi abasebenzayo lapho ngibona abafazi labo belama uniform begibela idolobho lonke emdududwini bengamapolisa kulihlazo kuloba yiliphi idolobho elizavumela umfazi enze lokho bona bona njengamadoda amanengi angela msebenzi kutshengisela ukucabanga kwesimanje kwedolobho lethu kutshengisela ukwehlisa isithunzi akudingi ukuba sibe labo abafazi phandle lapho njengalokho kabala msebenzi bephandle lapho njengalokho lapho uNkulunkulu esipha indoda umfazi wabupha into enkulu aye ngamupha yona ngaphandle kwensindiso kodwa lapho oyedwa ezama ukuthatha indawo yendoda khona-ke usephose abe yinto edlulisileyo angayibamba manje kunjalo bona manje singabona ukubekwa ngokomoya ngiyakwazi lokho kubi ucabanga ukuthi kubi kodwa kuliqiniso asilandaba ukuthi kubi okunganani kufanele sikhangelane lokuyikho yikho lokho iBhayibhili elikufundisayo bona manje thina lapha sibona ngokusobala uhlelo lukamoya lokuhlela kukaNkulunkulu ngekhaya lakhe lakusasa kanye lomlobokazi wakhe wakusasa kuyeza kubonakala khathesi nxa indoda ithatha indlovukazi ekhanga inkanuko uyabona lokho akudingayo kwela kusasa nxa indoda ithatha umfazi ongayikuhlala ngekhaya uyabona lokho akudingayo kwela kusasa futhi mina wesinye isikhathi lokhu kuzwakala kukubi. Ngizwa nje ukuthi ngikutsho. Futhi mina ngokuvamileyo, nxa ngisizwa nje ukutsho into, kumele ngitsho. Futhi ngokuvamileyo, kuyindlela kaNkulunkulu. Ngangivame ukuhamba lomgcini wepulazi engangisebenza laye ukuthenga inkomo. Futhi ngananzelela umfolo omdala wayehlala ekhangela ebusweni bethokazi ngaphambi kokuba ayobhida. Futhi wayephendula ikhanda layo futhi akhangele ngemuva laphambili. Ngamlandela ehamba ngamkhangela futhi wayelikhangela phezulu laphansi. Nxa wayekhangeleka kuhle isimilo khonake waphenduka futhi walikhangela ebusweni. Futhi kwesinye isikhathi wayenyikinya ikhanda lakhe futhi asuke ahambe. Ngathi, Jeff, ngifuna ukukubuza enye into. Wathi, khuluma Bill. Futhi ngathi, kungani uhlala ukhangela leyo nkomo ebusweni? Ngathi, ikhangeleka ilungile. Enhle, enhle inkomo elesisindo.
But if she's got that wild stare in her face, don't you never buy her.
What? Ngifuna ukukutshela mfana. Ulokunengi okufunda. Futhi ngakunanzelela emva kokuba esengitshelile. Wathi, angilandaba ukuthi wenzwe njani. Angaba elenyama kuze kuthi nqe emasondweni. Kodwa nxa ilalokho kukhangeleka kokuba luhlaza ebusweni balo, ungaqali ukulithenga. Wathi, kungani kunjalo Jeff? Awu, wathi, into yokuqala ikuthi, wathi, alisoze lihlale ndawonye. Futhi wathi, into elandelayo ikuthi, alisoze libe ngumama etholeni layo. Futhi wathi, balifake esibayeni khathesi, isizathu linonile. Ungalikhulula, lalokho, kukhangeleka okuluhlaza, lizatshotshela ukufa. Ngathi, uyakwazi, angathi ngifunde enye into, ngiyakholwa lokho, kuyasebenza kubafazi futhi, kunjalo, kunjalo. Lobo buluhlaza, ukudonsa amehlo, ukukhangela kukareketa, ungcono uhlale kudelaye. Mfana, wonke lokhu, okulubala lwesibhakabhaka, phezu kwamehlo akhe. Futhi kangizange, angeke ngikufune lokhu. Kangicabangi ukuthi lokho kufanele kumKristu. Kangilandaba ukuthi ithelevishini lephepha likutsho kanjani ukuthi kuhle. Kuyinto ekhangeleka imbi kakhulu. Ukhangeleka okwesabekayo. Lokho engingakaze ngikubone empilweni yami. Lapho ngiqala ukubona lokho lapha eKefa yeClifton okunye ukusa ekudleni kwekuseni, ngabona amanye amakhosikazi amatsha esiza. Umfowethu Agenbright wayesanda kungena nje lami. Futhi wayehambe endlini yaphansi. Futhi ngakhangela futhi lowo nkazana wangena phakathi. Ngacabanga, awu, angikwazi. Angikaze ngikubone ngaphambilini. Wakungolunye uhlobo. Oh, wakukhangeleka njengokuthi wayebolile. Liyazi, sengathi nje uyamangalisa. Kangikutsho lokho ukuba ngihlekisa. Ngiyakutsho khona. Liyazi, sengabona ubuleperu. Ngingumishinari. Ngibone imihlobo yonke yobulima. Liyazi ukuthi kanjani imikhuhlane. Futhi ngangiza kuya kulinkosikazi encane futhi ngimtshele ngingumthumayeli. Ngiyakhulekela abagulayo. Ungathanda ukuthi ngikukhulekele. Futhi ngangingakaze ngibone ulutho olunjengalolo. Futhi ke nanko kusiza ababili kumbe abanye abathathu phakathi. Ngangathi ngibuyela emuva futhi ngalindela. Futhi umfowethu Agenbright wabuya ngalapho. Ngakho ngathi, umfowethu Agenbright angabe elapha. Ngathi, yini uhlupho ngomfazi lo? Bona. Futhi wathi, lokho ipenda. Ngathi, awu, mina bo. Bona, ngacabanga ukuthi bafanele bamfake esibhedlela semikhuhlane ebulalayo kwenye indawo. Liyazi, bakuvimbele ekusabalaleni wabanye bonke abesifazana. Kodwa uyazi, kufanele uhlele, ukhangele, ukhuleke lapho ukhetha. Ngoba siyabona ngalokhu ilizwi lesithembiso yena umlobokazi indoda ezamkhetha izakutshengisa isimilo sakhe kutshengisa lokho okukuye manje ungacabanga indoda egcwaliswe kanye ngomoya ongcwele ithatha into enjengalokho ukuba ngumfazi angikuboni khona nje mfowethu manje mhlawumbe ngiluhlanya oludala nje kodwa uyazi angeke ngikuzwisise lokho bona nanzelela ngoba uzatshengisa lokho okukuye uzamncedisa ukwenza ikhaya lakhe lakusasa manje khona-ke lapho sitshintshela emuva khathesi okwesikhatshana ehlangothini lukamoya futhi lapho ubona ibandla elisemhlabeni lisenza njengomhlaba ekhangelele emhlabeni lihlanganyela okomhlaba livala imilayo kaNkulunkulu engazathi kazange ayibhale yona manje-ke ungacabanga nje uKristu akayi kuthatha umlobokazi onjengalokho ungacabanga uthatha ibandla lesimanje lamuhla okomlobokazi hatshi inkosi yami ngikubona kanzima lokho hatshi khumbula manje indoda lomkakhe bamunye ungazihlanganisa ngokwakho emuntwini onjengalowo nxa ungakwenza kungadanisa sibili ukholo lwami kuwe futhi khona-ke kungaba kanjani uNkulunkulu ezihlanganisa ngokwakhe entweni enjengalokhu iwule elivamileyo lenhlanganiso yesonto ucabanga ukuthi angakwenza esiba lesimo sobuNkulunkulu kodwa esala amandla akho akasoze akwenze khona kumele abe lesimilo sakhe phakathi kwakhe lona eliqotho eliqinisekileyo ibandla elizelwe kutsha kufanele libe lesimilo esasikuKristu ngoba indoda lomfazi bamunye futhi nxa uJesu wenza lokho kuphela okwathokozisa uNkulunkulu wagcina ilizwi lakhe futhi wabonakalisa ilizwi lakhe umlobokazi wakhe uzafanele abe luhlobo olufanayo lwesimilo wayengeke ngitsho nakancane abe yinhlanganiso yesonto ngoba manje-ke kungela ndaba ukuthi ufuna ukuthi hatshi ubuswa libhodi labaphathi kwenye indawo lelo elimtshela lokho okokwenza lalokho angeke akwenze futhi izikhathi eziningi amamayila ayizigidi katshana lelizwi leqiniso kubi kakhulu ukuthi sesasuka katshana lomkhokheli oqotho uNkulunkulu asitshiyela yena ukukhokhela ibandla akazange athumele abafundisi abakhulu belizwe akazange athumele obhishopi okhadinali abapristi opapa wathumela umoya ongcwele esenzela ibandla ukukhokhela ibandla lapho yena umoya ongcwele esebuyile uzalikhokhelela kulo lonke iqiniso embule lezi zinto kini lezo engilitshele zona azilethe emkhumbulweni wenu futhi alitshengise izinto ezizakuza umoya ongcwele wayeza kwenza lokho manje ibandla lesimanje yakuzonda lokho abakuthandi lokho ngakho engaba kanjani umlobokazi kaKristu abantu balamuhla bakhetha inhlanganiso yesonto yesimanje lokho okukwenzayo kutshengisa kuphela ukuzwisisa kwabo okuyize kwelizwi angitsho ukuzwisa ubuhlungu kodwa ngitsho ukuthi kungene ngokujula okweneleyo uze ukhangele kikho sengatshadisa izithandani eziningi kodwa kuhlezi kungikhumbuza ngoKristu lomlobokazi wakhe omunye wemitshado engayenzayo lapha isikhathi esedluleyo kwakuyinto ebalulekileyo empilweni yami sekube yiminyaka ethile edluleyo lapho ngisasengumchumayeli omncinyane umfowethu wayesebenza e-PWA angazi loba ukhona umuntu ongabe ekhumbula lokhu lamanje kumbe hatshi loba ngubani usemdala njengami futhi lokhu kwakungumsebenzi wokwakha lo uhulumende ayelawo futhi umfowethu wayesebenzela phose kumamayila angamachumi amathathu babegebha amadamu umsebenzi wokulondoloza futhi kwakulomfana owayesebenza phezulu lapho kanye laye ovela e-Indian Police phose amamayila alikhulu ngaphezu kwe-Jeffersonville lapho engihlala khona kumbe engangihlala khona futhi kwakule Wathi kumfowethu ngolunye usuku wathi Doc wathi ngifuna ngizabe ngichata aluba nje bengile mali eneleyo ukubhadala umthumayeli wathi ngithole imali eneleyo ukuthola ilayisensi kodwa wathi kangila imali eneleyo ukubhadala umthumayeli uDoc wathi awu umfowethu ungumthumayeli futhi engakuchadisa wathi akabhadalisi abantu izinto ezinjengalezo wathi ungamcela uba engangichadisa awu lobo busuku umfowethu wangicela ngathi nxa engakazi achade ngaphambili loba nguphi wabo futhi bona ba yonke into ilungile wathi awu yebo ngizambuza futhi ngathi uba kuyikho mtshele abuye lapha phansi ngakho lapho umgqibelo usiza ngalapho futhi umfana wabuya kube yinto enkulu kimi ukuhlala ngikhangela ngemuva kulokhu ngangiza imini eyayisina futhi le mota iChevrolet endala elezibane ezinkulu zaphambili zibotshwe ngocingo lwamabheli yachayelwa phandle phambili isikhatshana nje emva kokulahlekelwa ngumkami futhi ngangibhadalela amakamelo amabili amancinyane futhi uDoc wayephezulu lapho kanye lami sibalindele futhi umfana waphuma phandle kwemota futhi ngeqiniso wayengakhanyeleki njengomyeni kimi kumbe kanjalo kuloba uphi umuntu ngiyacabanga yebo nganye ngathenga izicathulo ezinhle kakhulu ngedola lengxenye futhi wayegqoke ipheya zase zivuthukile futhi ibhulugwe lakhe lalikhukhumele sibili futhi wayegqoke enye yalawa amajakethi amadala ezikhumba kangicabangi ukuthi abanye benu linabantu abadala lingakhumbula lalikhangeleka sengathi ladluliswa emthineni wokuwatsha lingazange lihlanjululwe futhi lalichwabhene libotshwe njengalokhu futhi lekhona liphezulu futhi ikhosikazi elincane lapho maphandle etseleni kanye lokuncinyane esinye salezo esincinyane isigqoko esikhangeleka siyisikotshi angikwazi yenza iphutha ekubizeni lolo hlobo lwempahla ngesinye isikhathi Gainham ngiyakholwa kubizwa njalo futhi njalo kwakuyi ngikutsho ngendlela engayisiyo futhi ngihleli ngikwenza futhi ngathi waphuma phandle kwemota futhi basebesiza phezulu emastepisini futhi lapho bengena phakathi into encinyane ehawulayo yena ngiyathemba yena phose nje konke lokho ayelakho ekugqokile kwakuyisiketi futhi wayengela izicathulo phose sibili ayezigqokile wayegade ama-lift evela e-Indianapolis phansi wayelenwele ezincinyane zilengele phansi ngemuva zizinde sengathi zelukiwe zisehla ngemuva kwakhe wakhangeleka emncinyane kakhulu futhi ngathi kuye usukhulile okweneleyo ukuthi ungachata wathi yebo mnumzana futhi wathi ngile mvumo yami elotshiweyo evela kubaba wami lomama wathi ngayitshengisa kumthethwandaba lapha ukuthola ilayisensi yami ngathi kulungile ngathi ngizathanda ukukhuluma lani kancinyane ngaphambi kokwenza lumtshado bahlala phansi umfana wayelokhu ethalaza ekamelweni wayedinga ukuthi agelwe inelwe sibili futhi wayelokhu ethalaza ekamelweni wayenganyilaleli ngathi ndodana ngifuna ukuthi ulalele lokho engikutshoyo wathi yebo mnumzana futhi ngathi uyayithanda linkazana wathi yebo mnumzana ngiyayithanda ngathi uyamthanda yebo mnumzana ngiyamthanda ngathi manje kule ndawo yokumusa khona emva kokuchata wathi yebo mnumzana ngathi kulungile manje ngathi ngifuna ukukubuza enye into ngiyazwisisa usebenza phezulu lapha kuleyi PWA futhi wathi yebo mnumzana lokho kuphose kube ngamadola alithumi lambili ngeviki ngathi ucabanga ukuthi ungakwanisa ukumphilisa wathi ngizakwenza konke engingakwenza futhi ngasengisithi awu lokho kulungile futhi ngasengisithi manje aluba engaphuma phandle ko aluba engaphelelwa ngumsebenzi lowo dadewethu kuyini ozakwenza uzabaleka ubuyele ngemuva ekhaya kumama kubaba wathi hatshi mnumzana ngizahlala laye futhi ngathi aluba mnumzana nxa ungaba labantwana abathathu kumbe abane kungela okokubapha ukudla futhi ungaselawo umsebenzi. Kuyini oza kwenza? Uzamxotsha? Wathi, hathi mnumzana, ngizasadalala ngisiya phambili, sizakwenelisa ngezinye indlela. Ngezwa ngisiba mncinyane futhi ngabona ukuthi uyamthanda kakhulu futhi babethandana ngabachadisa. Khona ke ngamangala lapho angabe emuse khona insuku ezindutshwana. Ngabuza umfowethu Dok lapho okwakukhona, wathi, yehla uye eNew Albany, idolobho elincinyane ngaphansi kwethu futhi phansi emfuleni, lapho engangilamagabha elele khona, lapho engangihamba khona nsuku zonke, lapho nginisalungisa intambo. Ngakho lapho abanye abomfo ababehlala lapho bonke bekhuluma inhlekisa lezinto, ngangingena erolini futhi ngigijime phansi emfuleni futhi ngikhuleke ngaleso sikhathi phakathi lapho futhi ngibale iBhayibheli lami ngaphansi kwesiqephu sezenge elikhulu lapho imikhando yensimbi endala eyayikhona. Kulequku lamatolokisi amadala ehlezi phansi lapho futhi lumfo wayehambe phansi lapho futhi wathola enye yalawo amatolokisi futhi wazisahela umnyango phakathi kwalo futhi wayethethe iphephandaba lama lezikopela zesipenede. Bangaki abaziyo leso sikopela sesipenede esiyikho? Akula abaseKentucky lapha. Lapha ke kuyi thatha isiqephu sekadibhokisi ufake isithupha phakathi kwakho, isipikili esingelakhanda esincinyane futhi ke ubususifuqela phakathi kwe yiso isikopela sesipenede. Ngakho basebeye kufake ndawo yonke futhi wayehambe phezulu lapho emikhandweni yensimbi futhi wazitholela izinto futhi wenza isitepusi ukukhwela phezulu futhi wathola amabhokisi amadala futhi wazenzela itafula futhi ngacabanga ngolunye usuku ngizakwehla futhi ngibone ukuthi baqhuba njani. Phose inyanga eziyisithupha phambi kwalokho ngachadisa indodakazi ka-EV Knight endodaneni ka-ET Slider. EV Knight omunye wamadoda anothileyo akhona emfuleni i-Ohio futhi uphethe amafakithori amakhulu ngalapho esenza izindlu zemiduli eza ilungisiwe lokunjalo futhi uSlider, ET Slider, yinkampani yechebechebe yegraveli abantwana besinothi esilezigidi futhi ngangibachadisile futhi ngabuyela endaweni ngakufundela phose amaviki amabili futhi sibuyela endlwaneni futhi siguqa emqamelweni futhi yonke imikhuba lento yonke engedlula kuyo phose wakufanele ngidlule kukho ukuchadisa laba ababili futhi lapho bephuma phandle ngani wakule laba abanye ababili bama nje lapho ekamelweni elidala elincinyane lapho esasile sofa elincinyane lombheda ogoqwayo kodwa bonke bachata ngomchato ofanayo futhi ke ngolunye usuku ngacabanga ukuthi ngizakwedla futhi ngivakatshele laba ababili abanothileyo babengadingi ukusebenza obaba babo babelezigidi babebakhele indlu enhle. Ngeqiniso lowu u-EV Knight phezulu lapha oqaqeni izibambo zesivalo zingamachumi amane ekharithi legolide endlini yakhe yesikhosini enkulu. Ngakho ungacabanga ukuthi luhlobo bani lwendlu abaphila kiyo. Kwakungadingeki ukuthi basebenze babe le khadi lakhe enhle babe iphiwa umnyaka ngomnyaka futhi nje abantwana kuphela futhi nje babe lento yonke ababeyifuna. Lapho ngifika lapho ngolunye usuku manje ukuthi ngajwayelana labo njani, omunye wabangani babo wayengumngane wami omuhle, sonke sasingathi siyezwana ndawonye futhi yiyo indlela engajwayelana labo lapho befuna ukuthi ngibachadise. Ngakho ngenyuka ukuya bavakatshela ngaphuma phandle kwe-Ford yami endala phandle futhi ngakhwela amastepisi futhi ngafika phezulu eduzane kancinyane futhi ngabezwa futhi bonke babephophothisana sibili babelobukhwele komunye lomunye babehambe emdansweni. Wayeyinkazana enhle kakhulu futhi wayeluhlobo lwalezi ndlovukazi yezobuhle. Wathatha imiklomelo eminengi khona ngalapho futhi wathola imivuzo yezimota lezinto ngokuba yindlovukazi yezobuhle. Futhi ngabakhangela futhi omunye wayehlezi kwelinye ikhona futhi lomunye kwelinye bephophothisana mayelana ngomfana ayedanselayo kumbe enye inkazana enye into. Lapho ngisiza beqa khona ngokuphangisa futhi bagonana omunye lomunye ngase sibuyeni futhi izandla zabo zisabalele ngase sibuyeni babuya besiza ngasemnyango wathi ngani salibonani lapho mfowethu Branham ungabe unjani na ngathi kulungile liqhubha kanjani futhi oh wathi nini siyajabula kakhulu ayisikho na sithandwa futhi wasesithi yebo sithandwa bona manje liyabona ufaka into engayisiyo yeqiniso manje awungeke ukhudumezwe ngomlilo odwetjiweyo njengamanye alawo mabandla azama ukudweba iPentecost yenye into eyenzakala iminyaka enkulungwane edluleyo kumbe inkulungwane ezimbili ezedluleyo awungeke ukhudumale ngomlilo odwetjiweyo iPentecost iqotho nje lamuhla njengalokho eyayiyikho kuqala bona yebo umlilo lokhe usehla kayisiwo umlilo odwetjiweyo umlilo weqiniso ngakho bona nje lapho babe lapho bona angingeke ngithande ukuphila njengalokho oh ngacabanga liyazi nje phansi ngaphetheya kweliwa lapho futhi la ngaphetheya komfula kulapho labo abanye ababili abacina bekhona ngacabanga ngomunye umgqibelo emini ngizanyenya phansi ngale futhi ngibone ukuthi babe phila njani ngakho mina ngangingcolile ebusweni futhi ngigqoke ihovolosi engcolileyo ngilamathuluzi ami ngacabanga ngizanyenya kubo nganyenyela sengathi ngangidinga ama-insulator ashaywe ngumbani kumbe enye into futhi lapho ngihamba ngaseceleni kwentambo yefoni intambo zamagetsi zilinganise lo mfula futhi naso iChevrolet endala yayihlezi phandle phambili phose umnyaka sokwedlule emva kokuba sengibachadisile futhi kwakulele umnyango wawuvulekile futhi ngangibezwa bekhuluma ngakho lokhu kuzwakala njengokuzenzisa kodwa ngasondelela eduzane okweneleyo ngaze ngenelisa ukulalela ngibona lokho ababekukhuluma ngama khona lapho futhi nje ngifuna ukuba kwazi ngokwami ngiyathanda ukuzibonela futhi ngibe leqiniso ngiyazi lokho engikhuluma ngakho yiyo indlela engenza ngayo ngelizwi likaNkulunkulu kuliqiniso na kumbe ayisilo qiniso na uza kuligcina ilizwi lakhe kumbe akaligcini ilizwi lakhe engaligcini ilizwi lakhe khona ke akasuye uNkulunkulu bona uyaligcina ilizwi lakhe unguNkulunkulu bona futhi ke ngangifuna ukubona ukuthi babe philisana njani futhi nganyenyela ngaseceleni ngithulisele sibili ngamuzwa esithi oh sithandwa bengifuna ukukutholela lokho wena sibili wathi manje khangela sithandwa senhliziyo wathi lesi isigqoko sikahle wathi ngani lokhu nje kuhle wathi ngiyakuthakazelela lokho kodwa uyabona ngabhoda nginyenya ukuze ngenelise ukukhangela ngesikhala lapho umnyango owawufuqiwe uvulekile lapho etolokisini futhi nango elapho ehlezi phakathi lapho futhi yena ethangazini lakhe futhi lengalo zakhe imsingathile futhi lengalo yakhe imsingathile futhi wayelenye yalezi ingwane ezindala ezihohlokileyo futhi wayefake isikhala esincinyane waseyifithizela phansi phezulu futhi wakhupha icheki yakhe yomholo kulokho wayeyibeke lapho phezu kwetafula wathi engaka ngeyamagrosari engaka ngeinsurance futhi engaka ngeemoteni futhi yayingeneli izindleko zabo uthola ukuthi wayebone isigqoko esincinyane phezulu lapho efasiteleni wayesikhangela okwamaviki athile sona sasibiza idola lokunye wayefuna ukusithatha wathi awu sithandwa ukhangeleka umuhle kakhulu usigqokile futhi wasesithi wathi kodwa sithandwa ngilesigqoko angisidingi kangako bona futhi leyo ndlovukazi encinyane futhi ngabuyela emuva futhi ngakhangela phezulu ngangibona umphongolo phezulu kwenye indlu ngama khona lapho futhi ngakhangela imizuzu emilutshwane ngacabanga ngubani oyindoda enothileyo ngacabanga nxa uBilly Branham nxa ufuna ukuthatha iphi indawo kungaphi lapho owungaya khona kimi kangiyikuthatha leyo nto enhle phezulu esikongweni soqaqa ngingathatha lesi similo phansi lapha uMakikhaya sibili umuntu ongithandayo futhi ohlala lami, umuntu ozama ukwenza ikhaya uthi hathi ekumunya ngento yonke ngempahla ezinhle, umuntu lo owaye kanye lawe ingxenye yakho, lokho wahlala kunginamathele okokuthi kwakunjani. Omunye wakhetha inkazana enhle, omunye wakhetha isimilo. Manje yiyo indlela kuphela ongakhetha ngayo. Kuqala khangela isimilo, futhi-ke nxa umthanda kuhle. Nanzelela u-Adamu wokuqala kaNkulunkulu kazange abe lokukhetha okomkakhe, akazange athole ukhetho. UNkulunkulu wamenzela oyedwa futhi akazange athi ukumkhetha yena. Ngakho siyathola ukuthi wamkhokhelela kokungayisikho, wamsusa elizwini likaNkulunkulu, akazange athi ukukhulekela lindaba. Akekho njengawe lami, akazange abe lokhetho futhi njalo ngokwenza lokho wamkhokhelela ukusuka endaweni yakhe eqotho eyokuba yindodana kaNkulunkulu, futhi wakwenza ngokumtshengisa indlela yokuphila yesimanjemanje, into ababengafanelanga ukuyenza. Kodwa isimilo sakhe satshengisa ukuthi wayephambanisile injongo lenhloso zakhe, kalula nje zaziphambanisekile, futhi wamncenga ngokucabangisisa kwakhe ukuthi ukukhanya okutsha kwesimanjemanje ayekutholile, lokho okwakuphikisana lelizwi likaNkulunkulu, kwakuyindlela engcono yokuphila. Futhi bangaki abafazi labuhla, futhi njalo ngolunye uhlangothi amadoda abangadonsela owesifazana olungileyo khatshana loNkulunkulu, kumbe adonsele indoda elungileyo khatshana loNkulunkulu ngokuzama ukumtshela linkolo linabafana bamaPentekosti leyo nkolo, bathi oh, lokho isidala ikudla ngoludala, ungakukholwa lokho, kungcono ukukhuleke nzima ngaphambi kokuthatha lo nkazana. Angilandaba ukuthi muhle okunganani. Okufanayo endodeni wamncenga, wamkhupha phandle kwentando kaNkulunkulu, futhi wambangela ukwenza into okwakungafanelanga ayenze, futhi ngakho wabangela ukufa kusendo lonke lwabantu. Yiso isizathu iBhayibhili limalela ukuthi afundise kumbe achumayele kumbe abambe okwelizwi likaNkulunkulu loba ngayiphi indlela. Ngiyakwazi bodadewethu abanengi benu lithi iNkosi ingibizile ukuthi ngichumayele. Angiyikuphikisana lawe, kodwa ngiza kutshela ilizwi lithi ukuthi lingakwenzi. Akayi kufundisa kumbe ukuba legunya, kodwa ukuba azithulele. Awu, wena uthi iNkosi yangitshela ukuthi ngikwenze. Angikuthandabuzi lokho nakancinyane. Nike lezwa umbiko wami ngobunye ubusuku mayelana ngobhalini. Ubhalini wathola esokuqala isinqubo esikhondileyo sikaNkulunkulu ungakwenzi, kodwa waqhubeka esenza ubula khonapho kwaze kwathi ekugcineni uNkulunkulu wamtshela ukuthi ahambe ayekwenza. UNkulunkulu engakuvumela ukuthi uchumayele, angitsho ukuthi akazange, kodwa ngakuhambelani lelizwi lakhe lakuqala lohlelo, ngoba kufanele ukuthi abe ngaphansi ngokulalela njengalokho kusitsho lomlayo kuliqiniso. Ngakho-ke akafanelanga ukuthi akwenze. Manje nanzelela njalo ukuthi umlobokazi wenyama ufanekisa njani okamoya. Ilizwi lithi ukuthi wenzelwa indoda futhi hathi indoda isenzelwa yena. Manje ngiza kukhuluma futhi kungani emzuzwaneni emilutshwana ngomlobokazi kaKristu, kodwa ngizama ukulitshengisa okusemuva kwakho. Umfazi wenzelwa indoda futhi hathi indoda umfazi. Yiso isizathu ngaphansi kwemilayo yakudala ukuthi isithembo sasivunyelwa. Khangela uDavida ehlezi phansi lapho kanye labafazi abangamakhulu amahlanu, futhi iBhayibhili lathi wayeyindoda eyayisenhliziyweni kaNkulunkulu elabafazi abangamakhulu amahlanu, loSolomoni elabayinkulungwane. Kodwa ngitsho lo yedwa wabo labo bafazi owayengaba lenye indoda. Lithathe ithephu yami ngomtshado lokwahlukana lokho phezulu esiqongweni sentaba eTucson lapha kungasikude. Ngangiphezulu lapho ngikhuleka mayelana ngakho. Baphumisa izikolo ukubona leyo nsika yomlilo igombolozela intaba futhi ihamba njengefanela emuva laphambili phezulu laphansi. Abantu balapha bayakwazi khona lapho futhi bakubona Kuthi kwa lapho engitshela iqiniso laleyo mbuzo yomtshado lokwahlukana nqa kwakulolunye uhlangothi luhamba ngalindlela futhi lelinye lihamba ngaleyo ndlela kufanele kube neqiniso kwenye indawo emva kwalezo mpawu eziyisikhombisa watshengisa lokho okwakuliqiniso lakho nanzelela manje wayengeke abe kodwa le ndoda eyodwa ngoba umfazi wenzelwa indoda kuthi hathi indoda umfazi bonke labo abafazi abangamakhulu amahlanu kwakungumkaDavida futhi kwakungumfanekiso lapho uKristu ehlala esihlalweni kumileniyamu umlobokazi wakhe akasoze abe ngumuntu oyedwa kodwa kuza kuba ngamachumi ezinkulungwane umlobokazi bonke bebunye futhi uDavida wayelabafazi abaningi njengomuntu munye kodwa bonke kuphela ndawonye kwakungumkakhe njengomzimba wonke wamakholwa ungumlobokazi kaKristu ngoba kunguye owesifazane wayeyindoda manje senzelwa uKristu uKristu kenzelwa ngathina yikho lokho esizama ukukwenza lamuhla emabhukwini ethu yikuzama ukukwenza ilizwi lelo elinguKristu lisifanele thina kunokuthi thina sizame ukuzenza ngokwethu sifanele ilizwi lokho ngumahluko lapho indoda ikhetha inkazana ethile phakathi kwemuli akumelanga athembe ubuhle ngoba ubuhle kuyakhohlisa uthi ubuhle bomhlaba bese manje kungobuka develi. Oh, ngizwa umunye esithi phandle lapho. Nanzelela lapha mthumayeni. Ngitsho ukuthi izinto lezi kulomhlaba lo obizwa ngokuthi ibuhle ngokuka develi impela. Ngizalifakazela khona. Manje ke ekukhanyeni kwalesi sitho, ngasidingeni ilizwi likaNkulunkulu elingcwele. Ukubona uba kulungile kumbe hathi, futhi abanye benu lina bafazi, lifuna ukuba bahle kakhulu. Bona lapho okuvela khona ekuqaliseni siyathola ukuthi uSathane wayemuhle kakhulu waze wakhohlisa izingilosi futhi wayeyingilosi enhle kakhulu kuzo zonke utshengisa kuhlezi kudeveli izaga zathi uSolomon wathi ubuhle buyize kunjalo isono sihle impela sinjalo siyakhanga ngifuna ukulibuza futhi ngitsho enye into lapha kini ngifuna ukuthi linamzelele okwemizuzu emilutshwane kuzo zonke inhlobo emhlabeni inyoni inyamazana siyathola ukuthi emulini zenyamazana zonke ngaphandle kwabantu kungenduna enhle futhi hathi ensikazi kungani lokho khangela ku Kangela indluzele iduna elihle elikhulu lempondo zalo lendluzele ensikazi esambongolo encinyane kangela isikhukhukazi esincinyane isikhukhukazi esimabalabala futhi lequde elilensiba ezinhle ezinkulu kangela inyoni yesilisa lesifazana kangela idada eliduna leganga lelinsikazi bona futhi ngakula ngitsho uhlobo olulodwa emhlabeni olwenziweyo olungakhohlisa futhi lukhothame phansi njengowesifazana manje dadewethu ungasukumi futhi uphume phandle indela nje size sizwe isiphetho salokho bona gakula lutho akula okwesifazana ngaphandle komfazi ongaba lokungaziphathi ubiza inja isiphingi ungabiza ingulube isiphingi kodwa ngokuziphatha zilokuziphatha okunengi kulengxenye yabadlali bamabhayisikopo abakhona phandle lapha kungeke kube ngokunye kodwa ukuziphatha futhi umfazi kwakunguye owantshintshwayo ngenxa yempendukezelo kunjalo bona lapho ubuhle obumhambisa khona manje yiso isizathu lokho lamuhla siyathola ukuthi abafazi bandile ngobuhle ungathatha uPearl Bryan selake labona umfanekiso wakhe ufanele ukuba ngomuhle kakhulu eMelika kakula mntwana wesikolo phandle kwasiphi isikolo kodwa lo ongamusa emzileni wangemuva belikwazi ukuthi kufanele kube ngaleyo ndlela belikwazi iBhayibheli liyakukhuluma lokho ukuthi yiyo indlela okuza kuba yiyo. Liyakwazi ukuwa kwabuya ngabafazi ekuqaleni futhi ukuwa isicilo sizaphetha ngendlela efanayo. Abafazi besiba lamandla futhi bebusa phezu kwamadoda lokunjalo. Liyakwazi umbhalo utsho njalo. Liyazi usuku lolo agqoka khona impahla zowesilisa futhi agele inwele zakhe. Zonke izinto lezo ziyaphikisana lelizwi likaNkulunkulu. Futhi liyakwazi umelela ibandla. Lapho ukhangela lokho abafazi abakwenzayo, uzabona lokho ibandla elikwenzayo. Lokho yikho kanye manje lokho nje kuliqiniso njengelizwi likaNkulunkulu liqinisile. Akula okunye okunsikazi okwenziweyo okungakhothama njengomfazi. Futhi kukanti ngalokho enziwe waba kusuka wayengekho endalweni yakuqala. Konke okunsikazi kusendalweni yakuqala. Inyoni okuduna lokunsikazi, inyamazana okuduna lokunsikazi. Kodwa empilweni yomuntu uNkulunkulu wenza kuphela indoda futhi wathatha kuye. Futhi umfazi uphuma endodeni ngoba uNkulunkulu akazange adale into enjalo. Hlolani imibhalo. Yikho kanye uNkulunkulu athi mnumzana endalweni yakhe yakuqala wabekwa phandle lapho. Kodwa nxa engazibamba kahle kulo mvuzo omkhulu kanjani kulo wendoda, uyabekwa emhlabathini wokuvivinywa ngaye kwabuya ukufa. Ulecala lokufa konke. Kodwa-ke uNkulunkulu waphenduka wasebenzisa oyedwa ukuletha impilo iphenduke njalo. Waletha indodana yakhe ngomfazi lowo olalelayo. Kodwa omubi ungomubi okhona akula lutho olungaba ngaphansi kanjalo. UKhayini indodana kaSathane wacabanga ukuthi uNkulunkulu uyamukela ubuhle, uyakwenza lamuhla. UKhayini wayeyindodana kaSathane. Oh, manje uthi kasiyikungena kokugcweleyo kulokho. Kodwa makuthi ngiliphendulele, iBhayibheli lakutsho lokho, wayengomubi. Ngakho lokho kuyayiqeda indaba. Kulungile. Manje wayeyindodana kaSathane futhi wacabanga lokho eletha elathini futhi elenza libe lihle sibili okokukhonzela. Yikho lokho uNkulunkulu ayeza kuhlonipha. Bacabanga into efanayo lamuhla. Qiniso lokhu siyakha isakhiwo esikhulu. Sizakuba nenhlanganiso zamasonto ezinkulu. Senza isakhiwo esinkulu yabantu abagqoka kuhle, abezenkolo, abafundisi abaphucukileyo kakhulu. Kwezinye izikhathi uNkulunkulu ungamamayila ayizigidi ezilithumi kude lakho. Kunjalo kukanti kulibandla. Ngakho nxa uNkulunkulu nje ehlonipha ukukhonza, ukuqiniseka, ukuzidela, UKhayini wayenjengokuba u-Abhela ayeyikho. Kodwa kwakungesambulo ukuthi wazwisisa ukuthi kwakungayisiwo ma-aphula lawo abazali bakhe abawadlayo. Ngiza kutsho enye into lapha engazwakali inhle kumthumayeli, kodwa ngizayitsho okungenani. Ngizwa abanye laba besitsho izinto. Ngakho ukukhuluma okuncinyane okuhlekisayo kangikutsho lokhu. Ngathi lokhu noba kunjalo, nxa ukudla ama-aphula kwabangela abafazi ukunanzelela ukuthi babenqunu, kungcono sibaphe ama-aphula futhi. Bona lingixolele ngalokho. Kodwa nje lokho ukuthi kuzaguqula libe lani libotshelwe phezulu lapha. Futhi sikhuluma mayelana ngabafazi lokunjalo, ngifuna ukulenza lihlaliseke okomzuzu kulokho okuseza kulandela. Manje nanzelela wena, kwakungayisiwo ma-aphula. Siyakwazi lokho. Ibandla selibe kulezi nsuku kanye lempumelelo yalo, njengokunye konke ukuphumelela okwenziwe ngabantu selisiba ngezesayensi. Bazama ukwenza ibandla lezesayensi ngokukhanga kwempikitsha lemphongolo elikhulu. Futhi sekukubi kakhulu ukuthi amaPentekosti angena kuleyo njayelo. Uzakube ungcono kakhulu kunethamborina phansi ekhoneni futhi lo moya kaNkulunkulu ukini. Kodwa lizama ukuzilinganisa labanye babo ngoba lahlela isonto. Yikho lokho okwakwenzayo. Bona amabandla azama ukuba ngawezesayensi. Futhi kumbula, lapho umuntu esenza inqubekela phambili ngesayensi, uyazibulala nsuku zonke. Lapho esenza impupu yomphopho, khangela lokho akwenzayo. Lapho esenza imota, ibulala ukwedlula lokho impupu yomphopho eyakwenzayo. Manje usezitholele ibhomba le-hydrogen. Angazi lokho azakwenza ngalokho. Kulungile. Futhi ke lebandla linjalo lapho lizama ukuphumelela ngezesayensi. Ngendlela ezenziwa ngabantu, kukusa kude loNkulunkulu, futhi lasekufeni kakhulu kulalokho okwakuyikho ekuqaliseni. Kunjalo, ungakhethi ibandla lakho ngendlela efanayo owayenza umkakho. Bona, lokho isayensi eyamenzela khona kwakuyisimanga, kodwa kungcono uhlale ukhatshana lebandla lakho kulokho. Wenza ipenda, amaphawuda, nazo zonke ezinye lezo zinto. Khetha ngesimilo selizwi lakhe. Manje, kasifananiseni umlobokazi wasenyameni walamuhla kanye lobizwa ngokuthi ngumlobokazi webandla walamuhla. Fananisa umfazi oseza kuyachada lamuhla. Manje, khangela nje lokho isayensi esimenzele khona. Uyaphuma phandle kuqala kanye lenwele zakhe ziqunyiwe kanye lokunye kwalokho kulungiswa kwenwele kukaJacqueline Kennedy. Bona, kumbe enye into njengalokho. Futhi uyakwazi lokho iBhayibheli elikutshoyo. iBhayibheli liyapha indoda nxa efuna ilungelo lokumala ngokwahlukana. Nxa ekwenza lokho ungumfazi ongahloniphiyo lo oquma inwele zakhe. iBhayibheli latsho njalo. Kunjalo belingakwazi lokho. Oh yebo, ngatshumayela kakhulu eCalifornia wena ukuba ungakwazi lokho. Kunjalo. Oh yebo, kungincedani mina? Bayakwenza khona kungenani. Awungeke uthathe ingulube untshintshe ibizo layo umenze iwundlu. Nanzelela, liza ngizonda emva kwalokhu, kodwa lizakulazi iqiniso. Bona, khangela, asikufananiseni nangu esiza lependa enengi into angayisiyo. Umlobokazi wesimanje manje angageza ubuso bakhe ungambalekela, mhlawumbe angakwethusela ukufa. Susa zonke izinto lezo uzikhuphe kuye. Futhi kanjalo ibandla elilenkulu iphambili ependiweyo, iMax Factor yezazinkolo egcweleyo, bobabili balo obuhle ubuso bamanga kubo, ubuhle obenziwe ngabantu futhi hathi ubuhle obenziwe nguNkulunkulu, akula similo kangako lako yedwa wabo. Nanzelela njengoSathani owenele ukukhohlisa ngakho, fananisa umlobokazi wesimanje manje khathesi kanye laye ugqoka okabhudula, bayazicomba ipenda ekhume inwele zakhe, agqoke izigqoko ezikhangeleka njengezendoda, futhi alalele kumalusi owamtshelayo ukuthi lokho kulungile. Ungumkhohlisi, uza kuhluphekela lokho ezindaweni eziphetheya. Kunjalo esenza lokho ukukhohlisa ukuba ngenye into angayisiyo, yiyo indlela ibandla eliyenzayo. Liyathola ama-DD, PhD, LLD amakhulu. Ngakho uthi umalusi wethu uyilokhu lokho futhi lokunye, mhlawumbe akasazi lutho ngoNkulunkulu ukwedlula Hottentot esazi ngobusuku beGibhithe. Kunjalo kuqondile olunye ulwazi lwesikolo sezenkolo phandle lapho, futhi engazi lutho ngoNkulunkulu kulolunye ulutho. Ibandla lesimanje manje lependa yezenkolo zabo labafazi babo bonke bephuciwe inkazimulo yabo ngomunye uRicky lomalusi abalaye njengoJezebeli nxa wake waba khona. Inwele eziqunyiweyo okabhudula, ipenda, konke kulungisiwe phezu kokunambitha kolwazi lwezenkolo. Yiyo indlela ibandla elimangalo. Kunjalo, kodwa isimilo sakhe sikamoya sikhatshana lalokho umenzi khaya lo uJesu Kristu azabuya ukuzemamukela. Nxa loba uphi umKristu ongathatha umfazi onjalo uyatshengisa ukuthi uyile emuseni ukunambitha kwakhe uNkulunkulu lokunambitha kwakhe kwekhaya, ukuthi ikhaya lifanele libe njani. Kukhatshana lapho ekhetha umfazi onjengalokho. Hathi mnumzana, yena sibili angeke asuthise ukunambitha kwesiKristu. Isimilo sakhe sikamoya siphansi kakhulu, sifile ebuhleni benhlanganiso yesonto lenkanuko yomhlaba. Yikho kanye lapho ibandla elimakhona lamuhla Wathengisa isimilo asiphiwa ibizi kusathane okwenkolo yesayensi eyenziwe ngumuntu lapho wayelelungelo njengebandla likaNkulunkulu ukuhlala elizwini likaNkulunkulu futhi babe lomoya ongcwele usebenza phakathi kubambisana umzimba ndawonye lelizwi lothando likaNkulunkulu kulalokho wathengisa ubuzibulo bakhe njengo-Isawu wathatha inhlanganiso yesonto wamvumela ukuthi akwenze loba yini ayekufuna kunjalo nje ukuba ngodumileyo njengalokho umama wakhe akwenzayo enasiya eRoma ilizwi likaNkulunkulu. Oh, ukuthi kungene njani esibangeni sethu samaPentecostali kubi kakhulu kodwa kwakwenza. Nanzelela okomzuzu nje usista ebandleni lekatolika lowo mfazi ukuba ngusista futhi athathe iveyili lokucina usethengisiwe impela ebandleni lelo yena uyi umphefumulo umzimba lomoya impahla yalelo bandla akalangqondo zakhe ngokwakhe akangeke abelayo lapho ethatha lelo veyili lokucina akasela ngqondo yakhe ngokwakhe ubona kanje lapha ukuthi uSathane ubenza babe iziphamaso zakhe njengoliqiniso ibandla leqiniso likaKristu umlobokazi uthengiswe kuye lelizwi lakhe lesithembiso kuze kuthi ingqondo yona leyo ekuKristu iba kuwe. Kungumahluko bani futhi siyathola lamuhla ukuthi ibandla lesimanje manje lomhlaba ibandla lomhlaba lesimanje manje ibandla lesimanje manje lomhlaba futhi lokuthi ibandla likamoya bonke bakhulelisiwe ukuzala amadodana elinye lawo ukuzalwa inhlanganiso yesonto lizaphiwa enye yo usuku lezi insuku kukhansili yamabandla omhlaba leyo ezaletha emhlabeni umphiko uKristu ngenhlanganiso yesonto lelo liqiniso kanye. Ngingekela ukuphila ngikubone. Ngiyakholwa ngiza kubona. Kodwa mina bantu abancane, kumbulani ukuthi lezwa umthumayeli ekutsho lokho. Lokhu kuzacina kugoqela futhi lolo luphawu lwesilo lapho ebumba leyo kansili yamabandla omhlaba futhi liza kuzala indodana yalo umphiko uKristu elinye likhuleliswe ngelizwi likaNkulunkulu futhi liza kuzala umzimba, umzimba osuphelile kaJesu Kristu, ongumlobokazi, umzimba kaKristu, kawukapheli, kanjalo, bangaki abakwaziyo lokho, indoda lomfazi bamunye, futhi uKristu umzimba munye, ilizwi, umlobokazi, uzamele abe umzimba, wangakhona wonke, futhi, laba babili, ndawonye, benza umzimba munye, njalo, njengo-Adamu, ayeyikho ekuqaleni, indoda, umkakhe, bamunye. Manje yena umlobokazi weqiniso uzinikele ngokupheleleyo kuye ukuthi kasebenzise ingqondo yakhe ngokwakhe ingqondo yakhe sibili kuyintando yakhe futhi intando yakhe lilizwi lakhe. Manje khangela kulo othiwa umlobokazi okhethwe ngumuntu futhi ufananise okukamoya lokwenyama okwalamuhla uJezebeli wesimanje manje waloywa ngu-Ahabu wakhe ubuhle bukaMax Factor yonke into khangela ibandla indlela efanayo kodwa iwule elizwini likaNkulunkulu ophilayo inhlanganiso zamasonto ezinkulu izakhiwo ezinkulu imali enkulu iholo elikhulu konke kuthengisiwe amadoda bemile kupulupithi bevumela ukuthi lokho kulungile futhi babavumele baphunyuke kanye lakho inkohliso nje yikho kuphela ngeqiniso ibandla lesikhathi selawudekeya eli impumputhe khona nje lokho iBhayibheli lakutsho ukuthi kuza kuba yikho lathi nginothile ngihlezi njengendlovukazi ngangidingi lutho futhi kakwazi ukuthi ungumyanga lokawulayo uyisiphofu ulisizi unqunu futhi awukwazi khona uba lokho kungesikho itsho kanje inkosi isambulo 3 angikaze ngibale yona yikho lokho ayikho futhi engakwazi khona kucabange nxa ungatshela indoda kumbe umfazi esitaladeni lo owaye ebhunyumunyu futhi ubatshele ukuthi babenqunu futhi bathi khangela okwakho ngani ingqondo azikwananga lapho kwenye indawo kule nto ephambanisekileyo ngengqondo yabo futhi lapho ungabala ilizwi likaNkulunkulu ukuthi abantu benze kanjani futhi lolu bhaphathizo lukamoya ongcwele esilalo lamuhla futhi abantu kungani Vagu kangela, senga zati uyahlanya. Uyabatshela bona. Kumele kufanele ukuthi bazalwe kutsha. Kufanele ukuthi bakholwe iBhayibheli. Bathi, leyo kwakuyinganekwane esiJuda. Okweminyaka edluleyo. Ibandla lethu. Lilayo indlela. Ohluphekayo. Olusizi. Isiphofu. Unqunu. Futhi ungakwazi khona. Kuyi. Futhi iBhayibheli lathi. Leso yiso isimo. Abangena kiso. Kungaba njani? Ukuthi umprofeti weqiniso akweqe ukukubona khona ngangikwazi ungena phakathi kwamabandla ethu wonke yonke indawo ukhangele nje khona nje endleleni yesimanje manje sifebe esidala lamadodakazi kaSambulo 17 esipha abantu abangabayanga iziphofu abalusizi imfundiso yakhe yolwazi lwezenkolo okuphikisana lelizwi likaNkulunkulu futhi bafumana phakathi kwakhe imiphefumulo yezigqili lamadoda labafazi baba yonke indawo kulokukhanga abantu uKristu uyaqinisa ilizwi lakhe lelo elikhanga abantu akakhangi abantu emabandleni lawo akhangwa ngezinhlanganiso zamasonto lokwenza okukhulu lokukhulu kakhulu ukuqhuba lezinto ezicecisiweyo kodwa ilizwi likaNkulunkulu liyakhanga umlobokazi kaKristu manje nanzelela uyamangalisa ukunanzelela ukuthi ibandla iyazama ukukhanga ukulalela kwabantu ngezembatho ezinhle lamakwaya ahlonitshiweyo labafazi abagele inwele lobuso obupendiweyo futhi bacabanga futhi kuhlabela njengengilosi kambe amanga njengodeveli ugijime ubusuku bonke ngokungathi ngumdanso bengacabangi lutho ngakho futhi yikho lokho abakucabangayo kulungile lokho kuhle kodwa liyabona lokho kwenzwe ngamanga ayisilo ilizwi likaNkulunkulu lapho umlobokazi weqiniso ekhanga ukulalela kukaNkulunkulu ngokugcina ilizwi lakhe manje nanzelela manje kasi nanzeleleni uKristu uthi awu khathesi bana okomzuzu uthini ngalobu buhle okhuluma ngabo iBhayibheli lathi kuIsaya 53:2 ukuthi lapho uJesu esiza wakungela buhle ngaye ukuze simfise yena kunjalo akakula buhle nga wayengabe ebuye ngokuhle bomhlaba njengalokho uSathane ayikho lamuhla abantu babeza kugijima bemzingeleza futhi bemamukele ngendlela abenza ngayo ibandla lamuhla babeza kumkholwa bamamukele njengalokho abakwenza uSathane lamuhla ngeqiniso babeza kwenza kodwa akazange abuye kulolo hlobo lobuhle kodwa uhleli esiza ngobuhle besinilo lapho uKristu wayengamuhle inkalakatha eqinileyo indoda eqatha uNkulunkulu kakhethi lolo hlobo ngiyakhumbula ngesinye isikhathi umprofeti wenyuka ukuyathatha inkosi ukwenza inkosi ngendodana kaJese ukuthatha indawo yenye inkosi uSawuli futhi ke uJese wamkhuphela phandle owakhe omkhulu umfana omuhle wathi umqhele uzakhangeleka kuhle ekhanda lakhe umprofeti wahamba ukuyathulula amafutha phezu kwakhe wathi uNkulunkulu umalile uthi wala munye lamunye wabo waze wafika ngokuncinyane amahlombe amadala akhothemeyo umfo okhangeleka ebomvana futhi wathulula amafutha phezu kwakhe futhi wasesithi uNkulunkulu umkhethile bona sikhetha ngamehlo uNkulunkulu ukhetha ngesimilo isimilo akukaze kube lesimilo njengesika Jesu Kristu siyaphila kuwe futhi simbonakalise siyabona kuliqiniso ayisibo buhle bomhlaba bakhe lobo obukhanga umlobokazi wakhe kuyisimilo sakhe isimilo sebandla leso uJesu asidingayo hathi lapho izakhiwo zinkulu lapho inhlanganiso zesonto zinkulu lapho okulamalunga amanengi wathembisa ukuhlangana laloba ngapi ababili kumbe abathathu bebuthene ndawonye ngeqiniso yikho lapho ikholwa leqiniso eliphumuza ithemba lakhe khona liphezulu kwalelo lizwi likaNkulunkulu liqiniswe eqinisweni elihikho khetha ngelizwi lakhe hathi iqembu elithanda okomhlaba baya kuzonda lokho akumangalisi ehlukaniswe layo ngoba beqiwe isambulo sakhe futhi abalaso akamnakekeli indlela enza ngayo laziphatha ngayo lokuthi ulokunganani okwalumhlaba alakho ukhangele isimilo sakhe isimilo sikaKristu Manje, owe sikachana nje katesi. Iko, uyakhetha umlobokazi ukukhanyisa isimilo sakhe. Kulokho amabandla, esimanje manje, ngeqiniso bayeqa uhlelo lwakhe. Lwakhe lapha, amamayila ayisigidi. Ngoba bayalandula, lokhu, ukuba liqiniso. Ngakho, kungaba kanjani khona. Manje, udinga usuku, lalo umlobokazi, ukuthi abunje. AmaHebheru 13:8 bona kanye njengalokho okwakuyikho njengalokho ayeyikho kufanele kube inyama yakhe efanayo amathambo afanayo umoya ofanayo yonke into efanayo eyakhiwe khona kanye futhi labo ababili baba munye kuze kuthi ibandla libe yilokho abakho munye isimilo sakhe ilizwi lalesi sikhathi kufanele abunjwe njengalokho ayikho manje Ekuvaleni, ngifuna ukutsho isizathu, leso ngikhulume izinto lezi, futhi ngizavala. Obunye ubusuku, phose ngehola lesithathu, ekuseni, ngavuswa, ngiyathatha loba nguphi wenu, ukuthi aphendule lokhu, ngake ngalitshela loba yini, ebizweni lenkosi, kodwa lokho, okwakuqondile, uhlezi kuqondile. Ngakho ngisize uNkulunkulu uyakwazi kuliqiniso lokho ngakula oyedwa ngitsho ngapi emhlabeni okwezinkulungwane zezinto ezakhulunywayo ukuthi wake weqa ilizwi elilodwa lakho izikhathi zonke uyagcwaliseka ngokupheleleyo loba lalapho ngise Phoenix ngolunye usuku kumbe phose umnyaka owedlulayo wakuyikho uthi ngalitshela ngalowo mbiko kuyisikhathi siphi mnumzana futhi ngalitshela ingilosi eziyisikhombisa zizahlangana phandle lapho futhi kube yikuvulwa kwalezi impawu futhi lani futhi lapho I-Life magazine yathwala indatshana yakho. Leli langabi elikhulu. Isiyaphezulu emoyeni. Amamayila angamachumi amathathu phezulu. Amamayila angamachumi. Amabili lasikhombisa kusabalele. Bathi, babengeke. Babengaboni. Ukuthi kwakuyini okuyikho. Lakhathesi abakwazi. Futhi, amadoda ahlezi khona lapha. Kulesi isakhiwo. Lobu busuku. Ayemile. Khona lapho kanye lami. Lapho kusenzakala. Khona kanye. Okwachiwoyo. Wangitshela izinto ezaziza kugcwaliseka futhi wenzakala khona kanye ukuthi lezo mpawu ngalunye lwavuleka zavuleka futhi wakhuluma imfihlakalo ezazifihliwe ukudlula kuzo izikhathi zabaguquli lokunjalo ngokupheleleyo kanjani venile phezulu esiqongweni sentaba amadoda amathathu kumbe amane abo venile khona lapha bekhona khathesi yebo okwedlula lokho Vesiya phezulu entabeni umoya ongcwele wathi yobhalelo dwala sasizingela wathi iphosele phezulu emoyeni futhi uthi icho kanje inkosi ngakwenza phansi kusukela lapho kwabuya umoya osafaneli omncinyane ngathi phakathi kwamahola angamachumi amabili lani lizabona isandla sikaNkuluNkulu Amadoda ahlezi lapha akhona khathesi usuku olulandelayo phosa ngehola lechumi nta ngimile lapho ngathi lungiselelani yenani ngaphansi kwemota lapho iqhawe ngathi enye into ilungiselela ukwenzakala wawuyisibhakabhaka esingelalutho khona phezulu edongeni olukhulu wehla phansi umlilo ovunguzayo uvela ezulwini ukhalima ngamandla wonke wachaya imiduli Njengalokho ngangimile ngaphansi kwawo ngakhupha ingwane yami ngabamba ikhanda lami kweza phose amafidi amathathu kumbe amane ngaphezu kwami futhi kwaquma umgelo kulowo mduli njengalokho futhi kwadubuka futhi kwabuyela emuva emoyeni futhi kwavunguza ngalapho njalo futhi kwehla phansi kathathu futhi kwasokuqume izinhloko zezixuku zemesquite okwamayadi angamakhulu amabili Liyezwa, abomfobe sithi amen. Babekhona lapho kusenzakala. Bona, futhi badubuka kathathu. Lapho bephuma phandle ngaphansi kwezimota, la yonke into. Baphenduka njalo. Yathi, lokho kungakuchaya, kungeke kube lechata lamafutha. Ngathi, bekunguye. Wayekhuluma lami, uNkulunkulu, ukhuluma ngesavuzani. Bona, futhi yayilapho leyo nsika yomlilo efanayo, eliyibonayo empikitsheni. Imile lapho futhi lapho isiyaphezulu bathi kuyini ngathi ukwahlulela kuchaya umkhumbi wentshonalanga usuku lwesibili kusukela lapho iAlaska yaphosa yachona bona Wachaya kanye. Lapho ukudubuka kwakuqala. Lapho okufanele wenze khona enye into. Ukukufanekisa njengendoda ifaka isawuto phakathi kwesitshana futhi waliphosela emanzini futhi wathi itho kanje inkosi makube lamanzi amnandi futhi omunye uJesu wathatha amanzi futhi wawathululela ejagini futhi wenza iwayini ngawo kumele ube lolunye ulutho ukufanekisa yikho lokho okwakuyikho lokho okwaya phezulu emoyeni futhi kwehla phansi lokho kwaqala leso savuzane esincinyane Hakati, wamahola angamachumi amabili lani. Kwanyikinya leyo ntaba kwaze kwagepha umgelo ngazonke kuyo. Umhlonitshwa umnumzana player ohlezi lapha ngimkhangele khona kathesi waye phezulu lapho futhi wadobha okunye kweziqephu zakho. Lokunjalo nangu uTerry Softman bona futhi bemile lapha lo Billy Paul futhi laba fowethu abanye abanengi balaba abanye abahlezi phakathi lapha babe khona. Lapho ukukubona kusenzakala lapho kukudabula leyo kayisiyo inganekwane lelo liqiniso lokho kwakungayisikho ngemuva ensukwini zeBhayibheli kukhathesi bona lo uNkulunkulu ofanayo ohlezi engitshengisa izinto lezi futhi zigcwaliseke khona kanye ngqe akukaze kube liphutha lakanye manje ngiyazi kukhumeza ngaye amaviki amalutshwana edluleyo ngangisembonweni futhi ngangimile phezulu endaweni ephakemeyo futhi ngangizabona lokho ibandla elaliza kuba yikho futhi ngananzelela kuvela kweyami ngangimile kunjenga lindlela bekhangele entshonalanga futhi besiza ngalindlela kwakulixuku elihle labafazi izigqoko ezinhle sibili inwele ezinde zilungiswe kuhle ngemuva imikhono leziketi zisehla kakuhle futhi bonke babehamba ngechuni yokumacha njengokuthi phambili masotsha angamaKristu bemacha ingathi baya empini kanye lesiphambano sikaJesu sihamba siphambili futhi lapho besedlula ngalapho mama futhi kwakulenye into lapho omunye umoya kwakunguNkulunkulu futhi wathi nango umlobokazi futhi thangela futhi inhliziyo yami yathokoza futhi wabhoda ngalindlela futhi wadlula ngemuva kwami emva kwesikhatshana lapho ephenduka ngalindlela wathi manje ibandla Lesi manje manje liza kubonakala lokho eliza kuba yikho futhi nanto lisiza ibandla leAsia angikaze ngibone iqhuku elinjalo elingcolileyo nanka amanye amabandla esiza awezizwe ezehlukeneyo ayekhangeleka esesabeka futhi ngiyakutsho lokhu ngoba ngibotshelwe ukulitshela iqiniso phambi kukaNkulunkulu futhi lapho esithi nanti lisiza ibandla laseMelika kathesi ukubonakaliswa ngaphambilini nxa ngake ngabona ixuku labo develi kwakuyilelo labo bafazi babehlubule enqunu kanye leyo nto endala ekhangeleka impunga njengobala lwesikhumba sendlovu futhi babe kubambile phambili kwabo kungela ngcenye yangaphezulu yakho la kancinyane futhi babe senza lolu hlobo lwento lolo leyo midanso laba bantwana abayenzayo phandle lapha lokho kuzichila lezinto futhi lalolo hlobo lo music Lukubeka futhi lapho ngibona inkosazana USA esiza ngaphosa ngaqaleka manje lokhu ngitsho kanje inkosi ngali ngikholwa ukuba inceku yakhe ningikholwe kathesi angisoze ngikutsho lokhu ngeze emhlabeni akula mali eneleyo emhlabeni wonke ukungenza ukuthi ngikukhulume lokho nga kwakungayisilo iqiniso futhi lapho esiza ngalapho leyo kwakuyinto ekhangeleka ingcolile kakhulu engingakaze ngiyibone ngacabanga uNkulunkulu khona kanzima njengabachumayeli lathi abazalwane sisebenzile ukukutholela umlobokazi futhi yibo ubungcono esingabenza wayezichila ebambe lokhu phambili kwakhe njengesinye salezi iziketi into amahula ayebambile phambili kwezitho zakhe inganxenye yakhe yangaphansi njengalokhu bedansa lokuzichila njengalabo bantwana abakwenzayo phandle lapha khona kule imibukiso elihlazo abalayo bezichila lo kwakungunkosazana wesiKristu weMelika ngakho ngisize ngosizo lukaNkulunkulu yikho lokho okukhangeleka kuyikho ebusweni bakhe ngingaqaleka ngacabanga konke ukuzama lokuchumayela lokuncenga ngamunye wabo bonke bele nwele ezigeliweyo futhi babezichila futhi beqhubeka bebambe lokhu phambili babuya ngalapho lapho engangime khona kanye lalumuntu kamoya ngangingamboni ngangingamuzwa ekhuluma kimi wayekhona phansi kwami kodwa lapho bechililika ngalindlela babamba lokhu futhi nje bezichila behleka futhi beqhubeka besiya phambili njengalokhu bebambe lokhu phambili kwabo manje mina ngimile ebukhoneni bakhe lapho futhi inceku yakhe futhi kukho konke engakuzamayo yiba ubungcono engingabenza ngacabanga nkulunkulu kungincede ngani konke ukukhala lokucela lokuncenga lezibonakaliso ezinkulu lezimangaliso lezimanga lezo owazitshengisayo nokuthi ngama njani lapho futhi ngihambe ngekhaya futhi ngikhale emva kokuchumayela kubo lezinto futhi kwanginceda ngani futhi ke bese ngiletha into enjengaleyo kuwe ukuba ngumlobokazi futhi ngisamile lapho ngikhangele wedlula ngalapho futhi ngacabanga ingcenye yangemuva yakhe engagqokanga lutho ebambe lokhu phambi kwakhe lapho wayehamba ezichila njengalokhu kulokhu ukuzichila ephosa imilenze yakhe phandle njengalokhu futhi yena kwakuyinhlamba ukuthi wayeqhubeka phambili kanjani umzimba wakhe unyikinyeka lapho njengalokhu manje ngiwena uthi ukutsho ukuthini mfowethu Branham angikwazi ngilitshela nje lokho engikubonileyo ukuthi lapho esedlula njengalokho ngamkhangela ngase ngiqaleka nje sibili ngathibilika nje ngacabanga nkulunkulu ngilahliwe akula sidingo kimi ukuzama ulutho khathesi kungcono ngikuchiye Nkosazana Carl Williams nga uhlezi lapha futhi iphupho lelo ongitshele ngalo isikhatshana esedluleyo owabalalo ngobunye ubusuku ebelikade likuhlupha nanto lapho isidrayivo sokuchayela sesisusiwe esandleni sami khona-ke ngacabanga nje ngingangcono ngikukhohlwe ngase ngiphelile khona-ke khona lapho ngakuzwa kusiza njalo futhi kusiza ngalapho kuleli icele kweza umlobokazi ofanayo lo owahamba wabhoda ngalindlela nanko kusiza amaninakazi amancinyane njalo futhi lowo lalowo wabo egqoke ukugqoka kwelizwe labo lapho abavela khona njengeSwitzerland German lokunjalo lowo lalowo egqoke lolo hlobo lokugqoka kwabo bonke belenwele ezinde khona nje ngokufanayo lalo ekuqaleni futhi nampa lapha babebuya behamba phambili masotsha esiKristu bemacha njengabaya empini futhi lapho besedlula bonke lapho okwakulengalane yokubuka khona nje lapho lonke ilihlo lahamba ngaleyo ndlela futhi bachibilika ngemuva futhi phambili baqhubeka behamba futhi nje lapho beqalisa ukukhoyela phezulu ezibhakabhakeni lo omunye wahamba eceleni kwentaba futhi wehla phansi njengalokho laba baqala ukumatsha besiya ezibhakabhakeni futhi lapho besiya bemacha bananzelela ababili bamankazana amancinyane ngemuva babekhangeleka sengathi angaba yinkazana yezizweni njengaseSweden kumbe eSwitzerland kumbe kwenye indawo baqalisa ukuthalaza futhi bathola ngathi lingakwenzi lokho lingaphumi phandle kwesitempu leso futhi lapho ngihlaba umkhosi kanjalo ngaqaqabuka empolweni ngimile lapho kanye lesandla sami siphandle njengalokho ngacabanga yiso isizathu ngikhulume engikuchiloyo lobu busuku ngifuna ukulibuza umbuzo ngabe isikhathi sesihambile ukwedlula esikucabangayo engabe vele esebiziwe futhi wakhethwa waphawulwa ngakuyikuba lomunye oyedwa owedlulisileyo liyazi kungenzakala na yebo Oh, yebo. Kumbula, lokho, engikukhulumileyo, ngolunye usuku, ekudleni kwekuseni, empoveni, yokuzalisana, okwesilisa lokwesifazana, kulembewana eziyisigidi, eziphumayo, amaqanda ayisigidi aphumayo, kodwa kule yodwa kuphela ezaphila, futhi kukanti zonke nje ziyafanana, eyodwa phakathi kwesigidi, yonke ngayinye yayo, iqanda elifanayo, lohlobo lwembewana efanayo, enye yakho iyaphila, okunye kwakho kuyafa. Akula ongatsho ukuthi yiliphi lalelo eliliqanda elivuthiweyo uthi oh lakho mayelana ngakho uNkulunkulu kufanele anqume lokho loba kuza kuba ngumfana kumbe inkazana olezimhlotshana kumbe olezimsundu kumbe loba yini okuza kuba yikho uNkulunkulu uyakunquma lokho hathi okokuqala okuhlanganayo kodwa okokuqala uNkulunkulu akunqumileyo mhlawumbe elilodwa libuya phezulu lapha futhi elinye nxa wake wananzelela ethubhini lokuhlola ukukubona kusiza ndawonye sengakukhangela uNkulunkulu kumele anqume lokho okukodwa okunye kwakho kufanana nje kodwa ngokhetho ukuzalwa kwemvelo kungokhetho uNkulunkulu uthatha okukodwa phakathi kwesigidi Lapho uIsrayeli esuka eGibhithe babesendleleni yabo besiya elizweni lesithembiso kwakulabantu ababephosa bafike izigidi ezimbili bonke ngamunye wabo babengaphansi komnikelo wewundlu elifanayo ukumbe babengeke baphile bonke ngamunye wabo balalela uMose umprofeti bonke ngamunye wabo babhaphathizelwa kuye elwandle olubomvu bonke ngamunye wabo badansa abafazi nomiriyamu phezulu laphansi eceleni konini ekhunjini lolwandle lapho uNkulunkulu echitha isitha bonke ngamunye wabo bama loMose futhi bamuzwa ehlabela esemoyeni bona bonke badla imana phandle enkangala eyawayo phansi ivela ezulwini imana entsha ubusuku bonke okuluhlobo lombiko bonke munye lamunye badla kuvela kiyo kodwa phakathi kwezigidi ezimbili bangaki abafinyelelayo ababili oyedwa phakathi kwesigidi Ukukhona phose okungaba ngamaKristu ayizigidi ezingamakhulu amahlanu emhlabeni lobu busuku sibala lamaKatolika lakho konke izigidi ezingamakhulu amahlanu zababizwa ngokuthi amakholwa emhlabeni nqa uhlwitho lungeza lobu busuku lokho kungatsho nqa oyedwa phakathi kwesigidi kwakuyisibalo kanyitsho ukuthi kuyikho kodwa nqa kwakuyikho abantu abangamakhulu amahlanu kumahola angamachumi amabili lani alandelayo baza kuba bengasabonakali awusoze uzwe ngitsho langakho kuza kuba labanjalo abanengi abangasatholakaliyo kungenani abangasaziwayo khona ke kungaba njalo kwenzakale kithi ngani njengalokho okwenzakala lapho uJohane ubhabhathizi esiza labafundi bathi kungani imibhalo yathi kungani abapostoli kumbe abaprofeti besithi kungani isitsho ukuthi uEliya kumele abuye kuqala futhi abuyisele izinto zonke wathi ngithi kini ukuthi uEliya sewafika futhi alizange libe kwazi elinye lamalanga lawa singachiywa sihlezi lapha kuthiwani ngohlwitho ukuhlupheka kungakangeni phakathi sekuvele kwabuya futhi kalizange libe kwazi wonke umzimba unamekiwe ngophawu phakathi ukugcina nje usemzileni kangitsho ukuthi kungaleyo indlela ngithemba kakukho ngaleyo ndlela kodwa mngane lapho kuvumela nxa silomuzwa enhlizweni zethu lobu busuku ukuthi kufanele siqondise impilo zethu futhi lezinto esizenzileyo makuthi nileluleke njengomfowenu ongumthumayeli ngiza kutsho lokhu okwesikhathi sami sokuqala phezu kwaliphulupithi ngidonse ngaya phambili lobu busuku kulokhu ukwedlula engake ngakwenza kwenye into yonke loba yisiphi isikhathi kungenani phambi kukazulu ngoba ngibe lenkululeko enkulu kule imihlangano nxa lingikholwa ukuba ngumprofethi kaNkulunkulu lilalele kulokho engilitshele khona nxa kunokukhala okuncinyane okukodwa komuzwa enhlizweni yakho yana kuNkulunkulu khona khathesi ukwenze mana nje okomzuzu madoda Kangelani, izivumo nkolo zenu elizikhonzayo. Kangelani emabandleni enu. Kuyikho kanye lelizwi likaNkulunkulu. Usube yikho konke okufunakalayo. Lithi yindoda elungileyo. NoNikodima wayenjalo. Futhi labanye bonke babenjalo. Babelungile. Bona, lokho kakulani lakho. Futhi abafazi, ngifuna ukuthi likhangele esibukweni. Futhi likhangele lokho uNkulunkulu afuna umfazi akwenze. Futhi libone esibukweni sikaNkulunkulu. Hathi esibukweni sebandleni lakho kathesi esibukweni sikaNkulunkulu. Futhi ubone nqa ungafanela empilweni yakho umlobokazi kamoya kaJesu Kristu. Bachumayeli, cabangani okufanayo. Liyaqumela amakhona lapha ukusindisa imizwa yomunye umuntu laphayana. Ungenza lokhu nqa kwakungesikho. Futhi bakuxotshe phandle kwebandla. Nxa usizwa ngaleyo ndlela mfowethu othandekayo, bakuthi ngikuxwayise ebizweni likaJesu Kristu, baleka kulokhu khona khathesi. Futhi ninakazi, nxa ungeke ulinganise esilinganisweni somKristu, hathi njengomKristu welizwe, kodwa enhliziyweni yakho futhi impilo yakho ihambelana khona kanye njengencwadi yomtshado kaNkulunkulu, lapha icho kufanele kwenzeke. Futhi lungale bandla, nxa ibandla lakho lingenjengalokho, ungalinganisa uze ufike kuzimo zikaNkulunkulu zelizwi lakhe. Kumani phandle kwalokho futhi lingene kuKristu. Leso isixwayiso esiqotho. Asikwazi ukuba sikhathi bani, futhi bawukwazi ukuthi yisikhathi siphi. Leso leli dolobho ngolunye usuku lizabe lilele lapha phansi kwalolu lwandle olukhulu. Oh, Kapenawume, watsho uJesu, wena owaphakanyiselwa ezulwini, uzalethwa phansi esihogweni, ngoba aluba imisebenzi elamandla yenziwa eSodoma leGomora ingabe imile kuze kufike lolu suku. Futhi iSodoma Gomora ilele phansi kolwandle lokufa, futhi iKapenawume iphansi kolwandle. Wena dolobha lozitsho ukuba lidolobho lezindilosi, wena oziphakamisele ezulwini futhi wathumela konke okungcolileyo, izinto ezingcolileyo zamafashini lezinto, kuze kuthi izizwe zemazweni zibuye lapha ukudobha ukungcola kwethu bekuthumele kude emabandleni enu amahle lemiphongolo lokunjalo, indlela elenza ngayo. Kumbula, ngolunye usuku uza kube ulele ngaphansi kolwandle, imikenke yenhlanga emikhulu ingaphansi kwakho khona khathesi. Ulaka lukaNkulunkulu uyathunqa ngaphansi kwakho kuze kube nini ebambe khona le incwaba yetshebetshebe ilenge phezu kwalokho lapho lolu lwandle olukhulu phetsheya lutshona okwemayili luzageleza phakathi lapho lubuyele emuva elwandle lweSalton. Kuza kube kwedlulisa kakhulu kwedlula usuku lokugcina lwePompey. Penduka Los Angeles, pendukani lina lonke uthi libuyele kuNkulunkulu. Ihola lolaka lwakhe selisemhlabeni, balekani lapho kusasele isikhathi sokubaleka, futhi libuyele kuKristu. Kasikhulekeni. uNkulunkulu othandekayo, lapho emoyeni wami uqhuqa, inhliziyo yami ithonta inyembezi zokuqwayisa, siphe oNkulunkulu ukuthi amadoda labafazi abasoze bacabane engikukhulumileyo njengokusoma labantu bamabandla bengacabangi ngakho njengeyinye into yenzondo kumbe okumelana labo. Mababone Nkosi kusethandweni. Wena uyangifakazela uNkulunkulu Somandla ukuthi phezulu laphansi kulolu ukhumbi engiluhambileyo umnyaka ngomnyaka ngimemezela ilizwi lakho. Ngifakazele oNkulunkulu, nqa kungenzakala kulobu busuku ngikhulume iqiniso. Wena uyakwazi umbono lo womlobokazi uliqiniso. Ngithethe ibizo lakho ngakho Nkosi, futhi ngathi kwakuyi isho njalo iNkosi, futhi ngizwa ukuthi ngiyazi Nkosi ngalokhu engikwenzayo. Ngakho ngiyakucela Nkosi ngebizo likaJesu, makuthi abantu bazinyikinye kulobu busuku futhi babalekele ulaka oluzayo, ngoba u-Ikhabhodi ulotshwe emnyango nasemazweni. Imali, phezu kwecheki emnyama, isidwetshwe phezu kwayo, umoya kaNkulunkulu udabukiswe kubo, futhi balinganiswe ngezilinganiso, batholakala, besilela, idili lenkosi, uNebukadinezari, seliphindile njalo, kanye, lamaphathi okudakwa, labafazi, abagqoke okungaphelelanga, bezithi bangamaKristu. Oh! Nkulunkulu wasezulwini, woba nesihawu, ukulumhlaba oyisoni labantu, abagcwele izono, Nkosi, njengoba sinjalo, lobu busuku, Nkulunkulu, ngizama ukuma emkhandlweni, futhi ngicela isihawu, sobu Nkulunkulu, ukuthi uzakhuluma, kuleli xuku lobu busuku, futhi ubize, umlobokazi wakho, alalele Nkosi. Ukumacha, hathi ngesibonakaliso, saloba yiphi, imvumankolo, kodwa ngokuzwakala kwevangeli lenkosi uJesu Kristu, siphe khona. Oh, Nkulunkulu, makuthi kwaziwe, ubusuku lobu, ukuthi wena unguNkulunkulu, futhi ilizwi lakho liliqiniso, lapho ngokuphelela ebusweni balaba bantu, siyababiza ukuba balalele ilizwi lakho. Ebizweni likaJesu Kristu ngiyabakhulekela Nkosi, bakubonile wena ukwedlula ithunzi lokuthandabuza, hamba phezu kwamacuku abo futhi ubatshele lokhu okusenhlizweni zabo, futhi wena uyakwazi Nkosi ukuthi khona khathesi lokho okwenzakalayo, uyakwazi ukuthi lokho kuliqiniso. Oh Nkulunkulu, futhi ngiyakucela wena ebizweni likaJesu, makuthi umoya ongcwele unqusele njalo Nkosi, futhi udonse kulumbuthano Nkosi, labo abalotshwe ebhukwini lokuphila lewundlu, siphe khona. Oh Nkulunkulu, ngiyacela ngenhliziyo yami yonke laba bantu ngokwemvelo Nkosi, banganginika ipeni lokucina abalalo ukusekela umbiko, bangenza loba yini abangakwenelisa, kodwa oh Nkulunkulu, lapho kusiza ekuhambisaneni layo lokungena kuyo, ngiyakhuleka Nkulunkulu ukuthi lokhu kuyaba yibusuku oza kubavuza, futhi uthulule phansi umoya wakho ongcwele kulowo umhlangano omkhulu, futhi makungabi lokudlala kumbe ukuweqayeqa lapha, kodwa ukulila lokukhala, futhi lokuphenduka ukuba mbelela izimpondo zelathi lapho sibona ukwahlulela kugiqika ngaphansi kwethu lobu busuku, siphe khona Nkulunkulu. Ngiyakhuleka ngiphelele ngokwazi engingakwenza ebizweni likaJesu Kristu. Mfowethu, dade, angikwazi okunye okokukutsho nxa ngingathola umusa ebusweni bakho, amandla kaNkulunkulu nxa ungikholwa ukuba ngumprofethi wakhe. Lesi yisikhathi sokuqala kuZulu engake ngakhuluma lokho, kodwa ngizwa ukuxwayisa okumangalisayo okuthile. Angikujwayelanga lokhu, ngiyakwazi ukuthi anginjalo, angenzi njengalokhu. Ngithikazile ukukhuluma umbiko lowo, futhi ngikhulume lezo zinto, ngikhethelezile lakho konke okunye ukuba ngingakwenzi, kodwa sokukhulunyiwe, futhi kuza kuma ngosuku lokwahlulela njengoba ubufakazi ukuthi ngikhulume iqiniso. Lokhu itsho kanje iNkosi uNkulunkulu. Oh Pentekosti, balekela lempilo yakho, balekela ezimpondweni zelathi, futhi ukhale isikhathi singakapheli, ngoba ihola lizabuya lapho ongakhala, futhi akayi kukunceda, ngoba uEsau wadinga ukufumana indawo yobuzibulo bakhe, futhi akazange ayithole. Ngiyakunikela, oh California, oh mhlangano wevangeli eligcweleyo lamadoda abangosomabhizimusi, labo engibathandayo, labo engabachiyayo, futhi nganamathela kibo ngenhliziyo yami yonke, ngiyalinikela kuJesu Kristu lobu busuku. Valekelani kuye, ungavumeli udeveli akupholise kulokhu. Dala kanye lakho uze ube wonke umuntu agcwaliswe ngumoya ongcwele okokuthi uza kwenza ubuye elizwini leli lokho ukuza lenza lina bafazi liqondise ukuza lenza lina madoda liqondise nga usithi ulomoya ongcwele futhi ungami kanye lelizwi kungomunye umoya okuwe umoya kaNkulunkulu uselizwini lakhe elikaMesiya ilizwi elithotshiweyo umlobokazi kumele abe nguMesiya omncane ilizwi elithotshiweyo asisukumeni ngezinyawo zethu ngebizo lenkosi uJesu Kristu nxa lingasoze lizwe ilizwi lami njalo kodwa uNkulunkulu ethanda ngilungiselele ukuya e-Afrika ngamahola amalutshwane ngingekela ukuphenduka angikwazi kodwa ngiyalitshela ngenhliziyo yami yonke ngilitshele iqiniso angiyekelanga ukulitshela yonke into uNkulunkulu angitshele yona ukuyikhuluma futhi ngikukhulume lokhu ebizweni lenkosi yisikhathi esinzima angikwazi ukuthi ngikutshengisele njani ngizamile ukuchaya iphulupithi izikhathi ezingaba kathathu kumbekane futhi angeke ngikwenze leli lihola elinzima ungalikhohlwa lesi isikhathi sokuthi mhlawumbe uNkulunkulu engabe esenza ubizo lwakhe lokucina angikwazi angenza ukubiza kwakhe kokucina kwelinye ilanga nini angikwazi kodwa ngiyalitshela mayelana ngalombono kukhangeleka njengalokho lo mlobokazi usephose waphelela khangela abazichaya amabandla bengena phakathi lapho intombi ezileleyo zilanda amafutha wayehluleka ukuwathola umlobokazi wangena phakathi ufitho lwayaphezulu lapho besahambe ukuyathenga amafutha umyeni wabuya ulele yini vuka masinya futhi uqaqabuke futhi asikhulekeni lo lalo sengathi bese sisifa ngomzuzu lo ebizweni lenkosi ngathi lo lalo khuleke ngendlela yakho uNkulunkulu somandla woba lesihawu kithi nkosi woba lesihawu kini woba lesihawu kithi sonke kuncedani kungelani ukuthi senzani nga sisehluleka kulezi zinto Ngiyama futhi nicela isihawu oNkulunkulu leli idolobho elikhulu lingakachoni ngaphansi kolwandle lokwahlulela kukaNkulunkulu kuthanyela lolukhumbi ngiyakhuleka uNkulunkulu ukuthi uzabiza umlobokazi wakho Ngiyabanikela kuwe khathesi ebizweni lika Jesu Kristu. Amen.